Yabonga mfowethu Nevaya. Ngithe kumfowethu Nevaya, uqinisile awula gcobo oluncinyane lokhukuza na? Ngehlile ukuzokhulekela abagulayo. Kade kulabanye abantu akade bebuthene kulokho esiku okwangesonto ekuseni, lokho okumele ngikubambe lapho ngibe labo nje babuyele lapha ebandleni. Futhi ngihlezi ngicabanga ukuthi kungcono ukukhulekela abagulayo lapha ebandleni. Angikwazi, ngiyalithanda ibandla. Futhi lokubuya phansi lapha, lapho ibandla abantu phandle lapha bekhuleka. Futhi kwakule nkazana encinyane ngemuva lapho, inkazana encinyane enhle kakhulu. Ngani? Ngicabanga uhlezi kwenye indawo phandle lapha kathesi, nxa abantu bengahambanga ngekhaya. Oh, yabona manje. Futhi leyo yinto enhle kakhulu. Futhi yena uyagula kakhulu. Futhi besilalele lapho sisizwa umbiko wendimi lokuchasiswa uqhubeka. Futhi sasilalele futhi sacabanga ukuthi sazwisisa ukuthi enye into yakhulunywa ngenkazana encinyane. Futhi sasilindele ukubona uba inkosi yapha umbiko lokho okokutsho phakathi lapho. Kodwa ngicabanga ukuthi intombazana encane ikahle manje futhi izakusila. Futhi-ke futhi kwakulekhosikazi elalilahlekelwe yikubona kwalo, njalo futhi sasilikhulekela. Futhi omunye umuntu phakathi kwe-ambulensi phandle lapho, uMtshumayeli, angicabangi indoda yayingaba ngamaphawundi angamachumi amathathu lanhlanu kumbe amachumi amane nje kakhulu kakhulu. Futhi-ke ngehla ngahamba ukuyabakhulekela. Futhi isizathu kade ngingani ngiyathikaza kakhulu, ukugqitshwa kuphumile ezinyweni lami. Futhi izichayela ukhwelo lokhu kusa kuleyo ndawo phakathi kwezinyo lami lapho phambili lapho. Futhi bayangitshela manje ukuthi kumele ngiwakhuphe. Futhi izisibekele zifakwe phezu kwawo. Futhi ukuluphala lokhu uyanyenyela nje, yiyo into engiyaziyo kuphela. Futhi ngaba lokugqitshwa kulelo, futhi kwangathi ingxenye yalo. Futhi lapho ngiqalisa ukukhuluma, uyakuzwa khona umoya ungathi ufuqela phandle. Liyazi lokho engikutshoyo, phandle ezindebeni zakho futhi kuyakwenza ingathi uyatsahaza kanjalo. Singabantu abanikezwe ithuba sibili ukuba siphile lokhu kusa lokuthi senelise ukubuya ebandleni. Futhi kuleli langa eliphambi kwekhisimusi belindele ukugubha umkhosi abalawo lo engithemba ukuthi ngulabantwana abaningi lapha lokhu kusa. Ngakho ngizazithulela nje bona. Futhi thina abadala kwezinye izikhathi sikhuluma izinto lezo abantwana okungafanelanga bazizwe la kanye. Liyazi, kodwa ngicabanga ukuthi ibandla lilesipho esincinyane lapha esabantwana abancinyane emva kwesikhathana. Bengibukhangelisisa nje khona emuva lapho. Oh, ifuna ukuhlala emva kwesikolo sesonto libe lokhu libambelele nje bona, ngoba ngicabanga ukuthi balezipho emuva lapho ezabafo abancinyane ukuzinikeza lokhu kusa. Futhi lapho ngilinabafu abancinyane, kumbulani lapho sisenza lokhu, ngifuna ukwenza lokhu kube sobala. Akusuye Santa Claus, ngoba leyo yindaba elizayifunda ngolunye usuku ukuthi akulalutho kiyo, kodwa kuvela kuJesu Kristu, iqiniso lamaqiniso wonke. Liyabona indodana kaNkulunkulu. Futhi siyalinika lesi sipho esincinyane lokhu kusa, ngoba silenza libekwazi ukuthi ngesinye isikhathi uNkulunkulu wapha isipho esikhulu kakhulu esasingaphiwa kusendo lwabantu, indodana yakhe. Futhi sile ndlela ehawulisayo ukukutshengisa. Futhi akulalutho esingalunikeza ukufananisa lalokhu, kodwa njengabafayo omunye komunye siyakwenza lokho. Manje kade ngizakuma kuze kufike isonto elandelayo. Futhi mhlawumbe ngizakwenza kungenani phezu kwenye into ekade ngifuna ukuyikhuluma. Futhi enye into isiyaziswe kithi phezulu ekhaya ngombono lowo okufanele ngiwulandele. Futhi kungathi kukhangeleka kuza kuba ngathi kulukhuni, kodwa asifuni vele ukucabanga ukuthi lokho uNkulunkulu akutshoyo kulukhuni, imithwalo yakhe ilula. futhi kuye kuthi isonto elandelayo uNkulunkulu ethanda sizakuba lenkonzo lapha lokho kuzakuba kungakafiki olungaphambi komnyaka omutsha uba inkosi ithokoza ngathi ukuba lalinkonzo futhi sifuna ukuba lenkonzo yekuseni ukukhulekela abagulayo futhi mhlawumbe inkonzo yobhaphathizo Kona ke ngacabanga sasisephandle kubangane bethu ukuze babuye bazongena khona ke sizabuba lesonto ekuseni la ngesonto ntambama futhi abantu bafuna ukumelela umnyaka omutsha khona ke sile sizakuba lo mlindelo lesi sikhathi kuzakube kulabachumayeli abaningi lapha abazabe bekhuluma ngobusuku omnyaka omutsha beqhubeke kuze kufike phakathi laphakathi kobusuku futhi siyanxusa abachumayeli abanjalo ukuthi babuye futhi bezokhuluma inkosi ivuma ngifuna ukuba ngomunye wabo ololutho lokukhuluma ngobusuku bomnyaka omutsha Futhi ke ngesonto elandelayo ngacabanga ukuthi ngizaletha udwendwe lwezinto ezenziwayo lezenziweyo ukutshengisa ukuthi uNkulunkulu usebenza njani labantu bakhe futhi sikulethe phezulu endaweni lapho okuvuthwa khona indaba lapha ebandleni futhi abanengi benu bayamangala ngendaba yentela ebesidlula kiyo isilungisiwe futhi ke ngifuna ukulitshela ukuthi lokho kwenzakala njani njalo futhi ngiyacabanga kuzakuba kumele ngiphinde ngikukhulume njalo futhi ngesonto elandelayo ngakho ngizakuma nje kuze kube yisonto elandelayo futhi ngizame ukukhuluma kini kancinyane lokhu kusa elizwini bona futhi ngesonto elandelayo ngizazama nga uNkulunkulu ethanda ukulitshela ukuthi konke kwaqala njani futhi ngilethe kini izinto ngazinye inkosi eyazichoyo futhi sekukhangele kuchaya khona kanye endaweni yakho ubekwe khona kanye nje endaweni bona akakhulumi lutho olungayisilo kodwa manje into eyodwa engifisa ukuyikhuluma lokhu kusa leyo mhlawumbe engingasoze angisoze ngesonto elandelayo kumayelana ngento eyenzakale izolo kade ngithikaza ekubuyeni kulokhu kusa ngoba beningathi ngidabukile sibili ukuze kuthi ngingazizwa kangako njengakho kodwa kuyikuba ngilapha yiboke ngizazama okukhulu lokho engingakwenelisa kuthange ebusuku ngangilezethekeli umfowethu lodadewethu Southman njengoba sisazi lapha umunye wabaphathi bebandla lomkakhe babuya ukuzovakatshela umkami lami futhi sasikhuluma ngemihlangano ebuyayo ePhoenix layonke indawo nxa kuyikuthanda kwenkosi futhi sasikhanyele kwaze kwafika phose ihola lechumi lengxenye ngiyathemba futhi ngahamba ukuyalala sekungaba phose ngehola lechumi lanye futhi ngesinye isikhathi ebusuku ngaphupha iphupho futhi kuleli phupho ngabona omunye umuntu okwafanele ukuba ngubaba wami enkulu inkalakatha yendoda ifanisa nje ikhuluma ngokomzekeliso ubaba wami ngabona owesifazane wayengakhangeleki njengomama wami kodwa kunjalo wayefanele abe ngumama wami futhi indoda leyi wayefanele ukuthi abe njengobaba indoda yowesifazana lo kade emhlukuluza okokuthi wayelogodo olukhulu futhi wayembamba kanje njalo amchaye ngalologodo futhi ayesiwa futhi ayephansi futhi ke emva kwesikhatshana ayephinda avuke njalo futhi ayehamba ngalapho enze umzamo ukumtshaya futhi ayemtshaya futhi ngangimile okulibanganyana ngikubukele ekugcineni ngadinwa ngakho futhi ngangimnyane ukula leyi ndoda owayefanele ukuba njengobaba wami ngakho ngeza kuye futhi ngafaka umunwe wami ebusweni bakhe ngathi ungamtshayi futhi bona Futhi lapho ngikwenza enye into yaqala ukwenzakala. Ingalo zami zaqala ukudikiza futhi makhula imisipha emikhulu elamandla. Angikaze ngibone imisipha enjalo futhi abamba indoda ngikhola futhi ngathi ungamtshayi futhi nga ukwenza uzamele uqedelane lami nga umtshaya futhi. Futhi le ndoda yaba lokungesaba futhi yayisimchiya ngaphaphama. Aw, ngilele lapho ngesikhatshana nje ngoba ukuchasiswa kwalokho kwabuya lokho kwakuyi kusobala owesifazana ikhuluma ngomzekeliso ibandla elisamama ubaba yinhlanganiso yesonto ephezu kwakhe ebusa phezu kwebandla njengendoda phezu komfazi. Futhi yilezi inhlanganiso zamasonto zithaya lelo bandla futhi abamvumeli esima ngenyawo zakhe. Njengalokhu nje isikhathi sonke uyazama ukuvuka kumbe ukwenza enye into baya abantu phakathi lapho inhlanganiso yesonto iyamtshayelela phansi. Futhi kutsho nje ukufaka eminye imisipha yokholo lapha ukuze ngibe ngilokhu ngikhomba umunwe wami phandle lapho futhi ngisithi isuqedelana lami. Bona ngoba kulabanye abantu phakathi lapho abangaba kaNkulunkulu futhi lokho kwakulungile. Mayelana sase sivukile phose amahola amabili kumbe amathathu ngiyethemba. Futhi indodakazi yami omunye wa uRebecca emuvale usebenza esibhedlela seMethodist eLouisville leso sinilo salo oqala ukufundela ukuba ngumongikazi kungabancedisi bakamongikazi bababiza njalo kumbe enye into enjengaleyo. Futhi waye yena bamfonela ukuthi abuye khona kulokho kusa futhi lokho yikho okwangivusayo. Futhi wakusasekuseni kakhulu futhi yena elomunye afunda laye esikolo lapha basebenza bonke lapho. Futhi ngangiza kubahambisa eLouisville kwakumele babe lapho ngehola lechumi nta. Futhi unkosikazi wamangala ukuthi kungani wayengenelisi ukungena ekamelweni lokulala ngangilikhile. Manje ibe lezinto eziningi ezenzakeleyo empilweni yami kodwa angizange ngibe lento enjengaleyo. Ngangena ebuthongweni angiyazi incazelo, angikaze ngibe lento enjengaleyo empilweni yami kodwa phambi kwami kwakukhangeleka ukuthi ngananzelela ukuthi kwakungumbono futhi ngangisembonweni. Kodwa ngangikhuluma le ndodana yami uJoseph lo owayengekho ekamelweni ngaleso sikhathi kodwa ngezinye indlela lapho nje kungichaya ngangikhuluma kuJoseph. Futhi ngakhangela phezulu futhi kwakungazathi isimo sephiramidi imi phambi kwami kwakungezincinyane inyoni ezincane enye into eyingxenye ye-intshi ubude futhi zaziphezulu esiqongweni ezingatsheni kwakule ngingathi okuthathu kumbe okune. Khona-ke okulandelayo ugatsha olulandelayo lwalule mhlawumbe isifica minwembili kumbe ichumi. Futhi phansi ekugcineni kwakule chumi lanhlanu kumbe amachumi amabili. Futhi zazingamaqhawe amancane ngoba insiba zazo zaziphundlekile futhi zakhangeleka sengathi zazifuna ukukhuluma lami zikhuluma olunye ulutho. Futhi ngangisentshonalanga okungathi ngiseTucson, Arizona. Futhi inyoni zazikhangele empumalanga futhi ngangilalelisise kakhulu zizama ukuthi kukhangeleka sengathi zazizama ukungitshela olunye ulutho. Futhi zazilensiba ezincinyane ziphundlekile zonke lezinto zazilamanxeba empi kakhulu sibili. Khona-ke okungananzelelwe inyoni eyodwa yaqala ukuthatha indawo eyinye ziseqa njengalokho futhi zona inyoni ezincinyane zasuka ngesicubu ziphaphela empumalanga. Futhi lapho sezikwenzile kusukela lapho wabuya inyoni enkulu sengathi ngamajuba zilempiko ezicijileyo futhi zabuya zingumchichi futhi ngesiphangi ngesiqubu esikhulu kulalokho inyoni ezincinyane ezaziyikho zaphaphela empumalanga. futhi mina ngilokhu ngikwe yami izazela zombili ndawonye. Ngazi ukuthi ngangimelapha, futhi ngazi ukuthi ngangikwenye indawo. Bona, futhi ngacabanga manje lo ngumbono, futhi kufanele ngifunde ukuthi lokhu kuchoni. Futhi kungakedluli elesibili iqembu lenyoni elabuyayo. Ngakhangela entshonalanga, futhi wakhangeleka esimilweni sepiramidi sengathi ezimbili kuhlangothi ngalunye leyodwa phezulu. Wabuya ezinhlanu ingilosi ezilamandla engangingakaze ngizibone empilweni yami. Isiqubu esesabekayo kanjalo engingakaze ngisibone, amakhanda azo emuva, futhi lempiko zazo ezitijileyo ziphapha ngokuphangisa nje. Futhi amandla kaSomandla uNkulunkulu angichaya ngendlela yokuthi aze angiphakamisa kusuka emhlabathini yonke indlela kusukela phansi kusiya phezulu. Ngangisizwa uJoseph elokhu ekhuluma, futhi wakuzwakala ngathi isivimbo somdumo uqhamuka ukuthi ukuduma okukhulu kwenzakala emangweni usiya eningizimu. Futhi lapho ngiphakanyiswa, futhi lapho kwaba lesiqubu esesabekayo sengilosi. Futhi ngiyazibona nje khona khathesi, bona lapho zisiza kuleso simo. Njengalokho zigijimela ngakimi manje ngingaphuphi khathesi, hhathi ngangikhona lapho ngiphapheme njengoba nginje khathesi. Bona kodwa nanko kusiza. Futhi zazi lesiqubu esesabekayo, ngaze ngacabanga lapho kuphakamisa ngezwa ukudubuka lokho sengathi kumbe njengomdumo owaphumayo njengesivimbo somdumo. Futhi lapho kukwenza ngacabanga, awu, lokhu kungabe kusitsho ukuthi ngelungiselela ukubulawa, bona, ekudubukeni okuthile. Futhi nje lapho ngisacabanga ngalezo zinto ngacabanga, hhathi bekungasoze kube yilokho ngoba nxa kwakungumdumo kwakuzakube kufike kujosefu layo. Ngoba nango lapho lokhu ekhuluma ngicabanga ukuthi ngilapho ngiyamuzwa. Kwakungasikho lokho manje, lokhu konke kulokhu kusembonweni. Kwakungesikho, bona, kwakusembonweni. Futhi-ke konke kanye lapho nginanzelela ukuthi ngangise zazi ngigombolozele, ngangingenelisi ukuzibona, kodwa angilethwe exukwini lephiramidi yazo phakathi kwaleli qhubu lengilosi ezinhlanu. Futhi ngacabanga manje ingilosi yokufa ngaba yini, okuhlanu kungaba ngumusa. Ngangicabanga lokho, ngacabanga, oh, kubuya lombiko wami, lo ngunomphela wami wesibili, yeza ukungilethela umbiko ovela enkosini. Futhi ngaklabalala ngamandla ami onke kakhulu njengangingakwenelisa. Oh Jesu, kuyini ongabe ufuna ukuthi ngikwenze? Futhi lapho ngikwenza nje kwasuka kimi nje. Angikezwa kuhle nje isukela lapho. Bona, nganginjalo usuku lonke izolo ngenza ukuhlala endlini phose ngizizwa ngingeyisini. Angikwanisi ukwenza ingqondo yami ihlaliseke. Futhi inkazimulo lamandla enkosi aba lenkantsho ndawo yonke lapho kungichiya. Ngangizama ukuhlikihla izandla zami, futhi ngacabanga angikwanisi ukubamba ukuphefumula kwami. Futhi ngahamba-hamba lapho, futhi ngasesibuyeni, futhi emuva laphambili ngacabanga, kuchoni Nkosi, kuchoni konake? Ngasengisima ngathi, Nkosi Nkulunkulu, inceku yakho angikuzwisisi nje ngani kwakuyini lokho wenze kwazakale Nkosi. Awu, lapho angeke ngilitshele mayelana lapho ngisithi amandla enkosi akula ndlela yokuchasisa lokho. Akusikho lokho okuzwayo lapha ezibusisweni lezo izibusiso zenkosi. Lokhu kungcwele, oh, minabo kudlula loba yini umuntu ofayo angakucabanga. Bona, futhi futhi kwakungikhathaza kabi sibili. Akusiso sibusiso, uyakhathaza uyakhathazeka bona ukuthi uyiko xa kuphela nxa kuphela ngingathola indlela engingatshela ngayo abantu ukuthi lokho kwakuyini kumbe lokho okwaku ukuthi umuzwa wakho wawunjani. Akufani nokuhlala lapha nje ufuna ukuthokoza kungeyinye into okokuthi umthambo wonke obuwe nje wedlula ukwesaba, udlula ukwesaba ikuhlonipha okungcwele okwe akulandlela yokukuchasisa yoba kuze kuthi umhlane wami wonke phezulu laphansi komgogodla wami aseminweni yami phezulu laphansi enyaweni zami lasemazwaneni umzimba wami wonke awubanjwe yinkantsho. Bona sengathi usuke phandle komhlaba kwenye indawo uthi futhi wakungichiya kancane kancane uthi ngathi enkosini ungangenza ngibekwazi nje nkolonkolo ngiyathemba ukuthi okuseduze sibili okwabuyayo ukuba lamandla njalo kulapho ngiseZurich Switzerland leso sikhathi lapho engitshengisa leyo nqunqulu yeGermany ikhangele lowo mgadi wePisa wesingisi ebuya esehla ngaseAfrika futhi wathi wonke onile futhi basilele inkazimulo futhi ngangikhala enkosini ukuthi ingisize futhi ngifuna angiphe incazelo ngoba ngangingazi ukuba kwakusitho ukuthi ngase ngizahamba ngangiza kubulawa futhi nxa kwakuyikho ngangingasoze ngikhulume lutho emulini ngakho isikhathi sami sokuya ekhaya ngani izakuya nje ekhaya yikho kuphela ngakho kodwa nxa lokho kwakuyikho okukutshoyo ngangingafuni ukutshela imuli ngangingafuni ukuthi babekwazi ulutho ngakho uyekele nje kwenziwe futhi lokho kuzakuba yikho konke ngathi Nkosi ngisize angifuni ukutshela imuli nxa wena lokhu yikubizwa kwami ekhaya awu ngizakuba ngihamba. Liyabona ngathi futhi yazi le uthi awu kungani ungacabanga ngalokho okukhulumileyo embonweni lokho umbono okukhulumileyo kodwa awungeke ucabange izinto ezinjalo ke wena hayi ngeke kungenani futhi ngacabanga ngangikhathazekile nje ngiphazamisekile awukwazi ukuthi ucabange njani awenelisi ukucabanga futhi ngathi baba osezulwini nxa lokho kwakusitsho ukuthi ukudubuka kwakuza ngithatha hawu ngangibekwazi khathesi ukuze ngingatsho lutho ngakho ngakuthi inkazimulo yakho lamandla kubuye phezu kwami njalo kungiphakamisele phezulu njalo kumbe makuthi inkazimulo yakho ibuye phezu kwami futhi-ke ngiza kubakwazi-ke ukuthi kwakusitsho lokho futhi-ke ngizazigcinela futhi akulanto eyenzakalayo. Ngakho-ke ngathi khona-ke Nkosi ngabe kusitsho ukuthi uzathumela izithunywa zakho ulowo msebenzi engiwuthunyelweyo khona-ke ngakuthi amandla akho abuye njalo kwangani kwangikhuphela phandle kwekamelo loba ngiqaqabukile leBhayibhili lami esandleni sami khona-ke bona futhi ngicela uNkulunkulu ukuthi angisize ukuthi lapho ngikwenza wangitshengisa enye into embhalweni eyayihambelana lakho khona lapho futhi ngacabanga lokho kungaba yilokho sibili ngikwenze njani lokho futhi angeke ngichasise lezi zinto bakwethu kudlula loba yini engazi ngayo. Bona umkami owesifazana ongejwayelekanga sibili omunye wabedlula bonke emhlabeni kodwa okwesikhatshana angikhulumanga lutho ngakho ngaqhubeka wabakwazi ukuthi kulento eyenzakeleyo ngakho lapho ngimtshela wathi uyazi Bhili ngiyakubona futhi ngiyakuzwa ezintweni lezo eziningi ngathi uyazi yakukholwa ngenhliziyo yami yonke wathi kodwa lokho bekulenye into ukhangeleka nje uyanginyikinya nje ukudubuka lokho futhi lokuza ngesiphangi kwengilosi lezo njengalokho ezinhlanu zazo ndawonye equbini lazo sengathi okungazathi njengaleyo piramidi engangilayo idwetshiwe lapho bona zazikhangeleka ukuba njalo khona ukuqala zazikhangeleka njenge engazathi zikude zazikhangeleka sengathi lubala lwamajuba futhi zazisiza zivela kulindlela futhi zazikhangeleka angathi eyodwa esibili esithathu esine futhi ke eyodwa khona phezulu ubona zisiba nhlanu futhi zabuya ngesiqhubu esingaka akula lutho akula majeti akula olunye ulutho olungafananiswa lalokho futhi uyazibona nje futhi lamakhanda azo angathi achibilikele emaceleni lezo mpiko zazicijile emuva zihlomile ngokugcweleyo futhi nanzi zisiza kanje njengalokho zehla nje phansi futhi zangithatha zangisa kulipiramidi yequkulazo ngabona ngingasekho phansi ngacabanga mhlawumbe yezwa bonani ekudeni lo mdumo njengendiza mchina lapho ichapha isivimbo somdumo lake labuzwa kusenzakala njengalokho njengomdumo osekudeni ungacabanga lokhu kungatsho khathesi lapho khathesi umbono lowu ungithiya ukuthi ngizabulawa umdumo kumbe olunye ulutho ngacabanga nangu mina ngilapha ngiphakanyiselwe phezulu ngizikhona lapha kwenye indawo ngikulokhu iphiramidi yezingilosi lapha kodwa angikwazi mhlawumbe inkosi iza ukuzongithatha ngiye ekhaya konake ngasengisizwa uJoseph phansi lapho esithi baba ngacabanga hhayi nxa lokho kuyikho kwakuzabe kumthethe laye konake enye into yasisithi uyakhumbula ngilindele ngikhangele umbiko engangihlezi ngiwukhangelele enye into futhi umbono ngolunye usuku yazi njengalokho engaba lakho lapha kungasikude ungitshela ngalokho okwakuza kwenzakala ukuthi ngangithumayela njani phakathi kusukela elangeni ungena kulindawo futhi ke wathi manje kumbulani unomphelo wesibili usuzabuya ngacabanga kuza kuba lo mbiko kumbulani umbiko wami lapha ukuvulwa kwalelo litshe eliyisihloko lapho lawo mazwi ayisikhombisa lezi mpawu okungabhalwanga ngitsho elizwini likankulunkulu kumbula futhi wangisa phakathi kwaleyo piramidi futhi Juni Jackson nxa ulapha lelo khupho owanginika lona kungasikude angisoze ngilikhulume lokhu kusa wawu unkulunkulu wayephelele kakhulu futhi lingixolele ngokungaliphi ingcazelo ngoba ngabona enye into ihamba JT into efanayo bona futhi bengikwazi lokho futhi udadewethu Collins bona kanye okufanayo bona futhi ayisithupha alawo ekhokhelela entweni efanayo futhi ke umbono engalitshela wona lina lonke iminyaka edluleyo wenzakele nje ngolunye usuku bona lokho kwakuza kwenzakala futhi nanko kulapho kulele lapho into yonke ilele lapho kungenye into nje ehambayo angikwazi ukuthi kuyini Nkolonkulu ngisize umkhuleko wami kasikhulekeni baba osezulwini singabaphayo nje futhi lapha simile lokhu kuza futhi inkosi wangithuma ukuzokhokhela umhlambi lo omncinyane lebandlaleli futhi isekupheleni kwami angikwazi ukuthi yiphi indlela kuyini ngaphi okuzayo kodwa mazili into eyodwa ukuthi wena wathi uzakwenza into yonke isebenzele ndawonye kokuhle kubo labo abakuthandayo lababiziweyo ngokwenjongo yakho ngiyakucela nkulunkulu ukuthi isandla sakho esikhulu sesihawu siza kuba phezu kwethu. Siyakwazi ngeqiniso ukuthi wena unguNkulunkulu, futhi siyakwazi ukuthi wena awusuwe owaphila ensukwini ezedluleyo, kodwa usaphila njalo lalamuhla. Wawuhlezi unguNkulunkulu, uzahlala unguNkulunkulu. WawuNkulunkulu isikhathi singakabi khona, futhi uzakuba nguNkulunkulu lapho kungasela sikhathi. Uzakuba ulokhu unguNkulunkulu futhi sisezandleni zakho Nkosi. Siludaka nje uthi wena ungumbumbi, umbumbi bumba impilo zethu Nkosi ngendlela ezathola umsebenzi omkhulu okukuhlonipha. Siphe khona Baba, sisezandleni zakho nje. Sasingelandlela yokuzileta lapha, kumbe asikwazi ukuthi sizaphuma njani. Kanti Inkosi wasipha impilo, futhi kule siyanikeza impilo zethu kuwe, njalo futhi ngokunjalo usiphe ngokuntshintshana impilo elaphakade. Ukholo lwethu luphefumula lokho khona kanye ebuntwini bethu, futhi siyakuthanda ngenxa yalokhu. Ngoba siyakwazi ukuthi ngolunye usuku sizakubona, futhi uzakuba senkazimulweni yakho, futhi sizakhangela ngakuye, futhi silangazelela ukuzwa lawo mazwi. Wenziwa kuhle nceku yami enhle ethembekileyo, ngena entokozweni zenkosi ezalungiselwa wena kusukela ekusekelweni komhlaba kuze kube yileso sikhathi. Oh Nkulunkulu, lapho sonke sihlangana sikhokhele izinceku zakho, futhi sicela ukuthethelelwa kwezono zethu. Leyi imbono elamandla Nkosi inengi kakhulu encekwini yakho. Angazi ukuthi ngenzeni, engiyazi nje ukuthi iyabuya, futhi ikhuluma kuphela lokho engikubonileyo nalokho okwakhulunywayo. Futhi kwezinye izikhathi uyangethusa Nkosi, futhi angazi ukuthi ngenzeni. Khona-ke ngiyathatha iBhayibheli futhi ngibale phakathi lapho ukuthi u-Isaya angabe wezwa njani lolo suku ethempelini, lapho ebona lezo ngilosi impiko ziphezu kwenyawo zazo. Akumangalisi wamemeza, maye kimi, ngoba amehlo ami abone inkazimulo yenkosi. Futhi kwakulapho-ke umprofethi wamemeza emva kokuba esehlanziwe ethempelini, lapho ingilosi ize ithathe izindlawu, futhi yathatha ilahle lomlilo, futhi yalibeka phezu kwendebe zakhe. Ngemuva esevumile ukuthi wayeyindoda elendebe ezingcolileyo, futhi ephila kanye le phakathi kwabantu abangcolileyo, kukanti wayengumprofeti. Ingilosi yathatha indlawu, futhi yafaka ilahle lomlilo phezu kwendebe zakhe, futhi yamhlanza, futhi yathi, "Kathesi hamba uye profeta Nkosi Nkulunkulu." U-Isaya wamemeza, "Nangu mina ngilapha Nkosi, ngithume." Lapho esithi, "Ngubani ozasihambela uleso sizulwane esibi lesifebayo?" Oh Nkulunkulu, makuphinde njalo, makubuye njalo. Oh Nkosi, thumela umoya ongcwele kanye lomlilo wokuhlanza, ngoba ngiyavuma ngiyindebe ezingcolileyo, futhi ngihlala kulumhlaba lapha kanye labantu abangcolileyo, futhi singcolile emehlweni akho Nkosi. Kodwa thumela amandla wokuhlanza umoya ongcwele, sihlanze Nkosi, hlanza inceku yakho Nkosi. Futhi-ke khuluma Nkosi, inceku yakho ilalele, ngilangazelela ukuzwa lelo lizwi. Ngingowakho, isebenzise Nkosi njengokuba ubona kufanele, lapho izibeka elathini lakho. Umoya ongcwele makangihlanze Nkosi, uthi ngobe njalo uthumele Nkosi, nxa ufuna ukuthi omunye umuntu ahambe ngaleli kulihola, futhi lesi kuyisikhathi. Angikwazi Nkosi, ngikwazi kuphela ukuthi ngibone lezo ngilosi, uthi uyazazi zona lezo zinto, ukuba ilo kanye iqiniso, futhi ngiyakhuleka Nkosi. Maye, gemi, ngakho ngisize. 40, kathesi, usisa abantu laba, njalo silapha lamuhla, hambi nje, ngosuku, olwandulela isikhathi somgubho, wokuzalwa kwenkosi yethu, siyakhuleka ukuthi uza kusisiza. 40, lokhu kusa, inceku yakho, umfowethu, Neville, uze ukuthi mhlawumbe, kungaba isikhathi, sokuthi aphumule, kancinyane nje, okwesikhatshana esincane. Futhi, mhlawumbe kumele ngikhulume. Futhi, ngiyakhuleka ukuthi uza kungisiza khathesi. Kulalabo lapha, Nkosi, futhi lathi sonke, silesidingo kuwe. Ngakho siyakhuleka khathesi ukuthi uzasibusisa lapho sibala ilizwi lakho. Futhi, sizindla okwesikhatshana esincinyane. Makuthi umoya wakho ubuye phezu kwethu, Nkosi. Futhi usihlanze, njalo usibeke emlilweni ngomoya ongcwele, ombiko kaNkulunkulu, umutsha uvela elathini, ukunyikinya umhlaba ofayo ngaphambi kokusondela kukaNkulunkulu olaphakade omkhulu. Ngoba siyakucela ebizweni likaJesu indodana yakhe ethandekayo lomsindisi wethu. Amen. Manje ngiyafisa ukuba likhangele ngomunye umbhalo lapha, amanothi amalutshwane lawo engiwabhale phansi. Futhi ngiyakholwa udokotela kumbe uBilly kumbe omunye wabo ungitshelile abo abafuna ukuphangisa ukuphuma ngenxa yabantwana balezipho zabo. Lina bafu abancinyane elisanda nje kuphuma esikolo sesonto senu, Lina hlalani nje khona lapho okwesikhatshanyana nje esikukhulumayo, kusukela lapha kungabe kujulile kini. Kodwa lina hlalani nje kanye lomama lopapa okwemizuzu emilutshwana, ngifuna ukukhuluma labo. Manje khona kumahubo, ihubo 89, ngifuna ukubala indima kumbe ezimbili Zehubo 89. Ngizazama ukubala esi-50, 51, lendima 52 yamahubo 89. Manje, yezwa na, konale emuva le, emuva, kulungile. Ngali kwanisa, phakamisani izandla zenu. Ngakho ngiyiphi, wonke, ama mayiki lawa, ayasebenza na, leyi ingcono na, kumbe leyi, kona lapha. Lawa, amabili, eceleni, bulungile. Angikwazi ukuthi bazathepha lokhu kumbe hatshi, kungathi nje isenzakalo esingakhangelelwanga lokhu kusa. Kodwa, lingakhohlwa khathesi, banini labangane benu bonke, futhi ngifuna ukuthi liqiniseke, phose lizame ukubuya emhlanganweni wesonto elandelayo. Masinyane, baza kube sebeqedile ibandla phandle lapha, ithemba njalo, othi ngiza penduka ke kulokhu ithumayele lezo mpawu eziyisikhombisa nxa kuyintando kaNkulunkulu okuvela embhalweni lapha ebhukwini lamahubo isahluko 89. Siqale ngendima 50, lalelisisani ekubalweni welizwi khathesi.
Remember, Lord, the reproach of thy servants.
Kumbula Nkosi, isigcono senceku zakho, ukuthi ngithwele kanjani esifubeni sami isigcono sabantu bonke abakhulu, lapho izitha zakho zigcone ngalo. Oh Nkosi, lapho abagcone ngalo izinyathelo zogcotshiweyo wakho. Kayibusiswe Inkosi woze kube nini lanini. Ameni futhi ameni. Ngizathanda ukukhuluma lani okwesikhatshana mayelana, ngifuna ukuthi likubhale lokho kuqala, futhi likubale likuphindaphinda kakuhle sibili. Mhlawumbe kuyadingakala ukuyibala futhi khona khathesi. Lalelisisani khathesi, bona.
Remember, Lord, the reproach of thy servants.
Kumbula, Nkosi, isigcono senceku zakho, ukuthi ngithwele kanjani esifubeni sami isigcono zabantu bonke abakhulu lapho khona izitha zakho zigcone ngalo onkosi lapho khona abagcone ngalo izinyathelo zogcotshiweyo wakho kayibusiswe inkosi kuze kube nini lanini amen futhi amen ukufundisiseni njengoDavida wakhuluma ngifuna ukusebenzisa okwesifundo uyamangalisa nxa isifundo sekhisimusi njalo kodwa njengokuba ngithumayelile ngesonto edlileyo ngesifundo esimangalisayo ngiyakholwa ukuthi sasiyisiphi manje kwakuyi uxolo ukudazukana umhlaba udazukana manje ngifuna ukusebenzisa okwesifundo isonto isigcono ngenxa yelizwi manje mangikuphinde njalo kakuhle sibili isigcono ngenxa yelizwi onkolonkolo ulesikhathi futhi lesizathu saleso sikhathi ukugcwalisisa amazwi akhe wonke onkolonkolo uyakwazi khona kanye lokho aza kwenza thina asikwazi ufanele nje sikwamukele ngendlela asipha ngayo kodwa uyazi futhi akulanto ezahamba kubi ngalokho akucebileyo ukukwenza konke kumele kuphume kumele kube khona wezinye izikhathi izinto ezilukhuni lezinzima ukuletha kuphela okuqotho imvelo yeqiniso yento iyazi izulu lizalelwa emahlikihlikini lasemangelengeleni umbane obanekayo izibhakabhaka ezilomdumo futhi nxa sasingela zulu sasingasoze siphile kodwa liyabona ukuthi kuthathani ukuletha izulu umdumo umbane ukuphazima ulaka futhi kulokho kubuya izulu imbewu kumele ife ibole yonakale inuke futhi ibuyele ethulwini lomhlaba ukuze ilethe impilo entsha kuthatha ukugigwa kwegolide liphendulelwe lisaphendulelwa emuva laphambili futhi ligigwe ukuze kuthi ingcekeza yonke ikhutshwe phandle kwalo hatshi ngoba liyacazimula ngoba ingcekeza yensimbi lokho okwazakala njengegolide lamanga kucazimula njengegolide loqobo kodwa ungabeka okubili ndawonye ufake eceleni elilodwa uyathwala nzima ukukwehlukanisa kodwa kubeke ndawonye ungenelisa ukukubona futhi logigayo kumele achaye aze abone isifanekiso sakhe sitshengiswa egolideni futhi onkulunkulu ubeka isikhathi futhi kulesizathu ngento yonke ayenzayo akulanto eyenzakala mahlayana kulabo abathanda inkosi futhi bebiziwe okubiza kwakhe bona imiselwe ngaphambili futhi yonke into isebenza kuhle nje ngalokho ngoba angeke aqambe amanga futhi wathi kunjalo ukuthi into yonke ilesikhathi sayo isikhathi sayo futhi ilendlela yayo futhi uNkulunkulu ungemuva ngohambo lonke futhi wezinye izikhathi ucabanga ukuthi into zonke zihamba kubi ukuthi lezo zinto zibekwa phezu kwethu ukuvivinywa nokukhathazeka ikuhlolwa ukubona ukuthi sizakwenza njani ngesenzakalo kwesinye isikhathi esedlulayo phezulu eVermont umfowethu Fred lami sahamba phetheya ehlangothini lweNew York phetheya kwechibi iChamplain kodwa sasesifikile ehlangothini lweNew York futhi ngaya phezulu entabeni lapho leyo phezulu entabeni iHurricane lapho engangivame ukuzingela khona futhi lapho ngiyakhumbula Lapo ngilahlekile lokuthi uNkulunkulu wangikhokhela njani ukuphenduka ngomoya ongcwele nje kuphela phakathi kwesiphepho ukuthi ngangiza kube ngifile ngabhubha futhi kanjalo umkami loBhili phansi esihonqweni esincinyane amamayila kude futhi ngaphendukiswa futhi kwakulongqoqwane omncinyane nje esedlula khona ukuyangena esihonqweni ekuqaleni kwentwasa futhi ngangimile lapho ngikhuluma lomfowethu Fred futhi umoya ongcwele wathi uma ube wedwa futhi ngaphuma phandle ngaya egangeni okwesikhatshana indawo wangitshela kulomjibila oubekelweyo nanzelela manje kodwa akazange angitshele ukuthi njani kuyini ngaphenduka ngatshela umfowethu Fred ngaya ebandleni ngalobo busuku esakhiweni ngakumemezela ebantwini futhi ngobusuku obulandelayo kwenzakala futhi-ke imi lapho engitshela kulabo abahleke usulu wathi kusezandleni zakho yenza ngabo loba yini okukhulumayo kungenzakala khona khathesi nanko-ke lapho omunye umuntu ongela nhlonipho ongela kuNkulunkulu futhi babesenza inhlekisa futhi beseyisa umhlangano ijaha lentombi futhi wayezama ukuhlambaza esenza ezothando laye esakhiweni futhi bekhanga umuntu wonke lapho ngizama ukuthumayela futhi wadonsa ikhanda lakhe emuva futhi wakhwela phezu komlenze wakhe futhi aphosele ikhanda lakhe emuva futhi ezama ukumqabutsha futhi eqhubeka kanjalo emhlanganweni ekhanga futhi umoya ongcwele wathi manje wasezandleni zakho kuyini oza kwenza ngabo kwaba lokuthula okungcwele umuntu wonke wahlala ethule njengofileyo futhi ngacabanga oh nkulunkulu oyeni okufanele ngikwenze khona-ke ngakhumbula ngabe kwakungasi sixwayiso sikamoya ongcwele insuku ezimbili ngaphambili ngathi ngizalixolela manje lokho yikho ayefuna ukuthi ngikukhulume bona ngoba emva kwakho konke ngangilecala mhlawumbe kungasi kwalokho kodwa ngilecala kuthi icala lokuncinyane ela konke ngakho ngathi ngiyalixolela futhi kulabafokazi abahlezi lapha khathesi babelapho leso sikhathi khona-ke umoya ongcwele wasusehla manje ngiyabona ngiyakholwa ukuthi izinto zonke lezi zazilomutho kuyini ongakwenza ngamandla ungenza njani bona ukusabela kusenzakalo into ebuye njengesenzo khona-ke usabela njani esenzakalweni leso ngiyakuzwisisa lokho engikutshoyo na kuyini ongakwenza futhi mhlawumbe wonke lokhu wasebenza saze safika lapha esikhona khathesi angikwazi angeke nje ngitho kodwa kuhlezi kule ndlela futhi khumbulani lokho isigcono selizwi ilizwi lihlezi lithwala isigcono kuzo zonke izikhathi ilizwi likaNkulunkulu eligcotshiweyo lihlezi ligconiwe futhi yiso isizathu kunzima kakhulu ebantwini abangazwisisiyo ukuba kwazi ukwamukela leso sigcono. Lingakhumbula abafundi bebuyela emuva futhi bethokoza ngoba babona ukuthi babebalwe bengabangafanelanga ukumela isigcono sebizo lakhe wathi bonke abaphila ngobuNkulunkulu kuKristu azakuzingelwa isigcono selizwe. Kumele uhlale umela isigcono lesi ukuze unike ukulingwa kwakho ukubona wonke umuntu obuya kuKristu kumele aqale afundiswe okobuntwana okwenjongo uNkulunkulu akugcobele yona futhi kumbula nxa ungathula nje kuphela kumbula Nga ekubizele lokhu akulanto engakumisa ukuthi wenzakale akula abo David abeneleyo ekuhlukuluzweni kodwa lokhu ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liza kubonakaliswa uzalelwe injongo futhi akula muntu ongathatha indawo yakho ungaba labalingiseli lakho konke okunye kodwa abasoze bathathe indawo yakho kunjalo ilizwi likaNkulunkulu liza kunqoba angeke lehluleke nanko lapho umKristu wonke afanele ame khona esazi lokho futhi ukulingwa kuza kuya futhi kubonakale indlela yonke kuwe kodwa akhumbula uNkulunkulu ule njongo futhi wonke kuzasebenza kuhle. Manje asibuyeleni emuva nje izenzakalo ezindutshwane zelizwi likaNkulunkulu zigcwaliseka futhi lalabo abathwala ilizwi esikhathini sabo ngezwa ngisemoyeni kungasikude ukuthi omunye umuntu wayengichothoza kungabe kusezweni lethephu ngokuhlala ngikhombela kanengi sibili uyela uyedobha amabizo asebhayibhilini ulokhu engikukhulumayo awu ngenzela lokho isizathu ibhayibhili lathi izinto lezi zilotshiwe ukuthi singakhangela kizo futhi yiyo indlela kuphela kungela mfundo indlela kuphela engingayenza ngikukhombela emuva futhi ngithi uyabona lapho lokhu okumakhona wenzakalani ngakho lapho lokhu okwathatha indawo bona futhi ke uzibeke phakathi lapho njengoba ngangithumayela kungasikude omfana omncinyane phandle emkhumbini yazi futhi ukaputeni omdala wayesifa wayegula futhi wabuza ukuba kwakungela bhayibhili emkhumbini futhi babamba umfana omncane owayele bhayibhili futhi wabuya wabala u-Isaya 53:5 walinyazelwa impambeko zethu wachotshozelwa ububi bethu futhi wathi makuthi make ngikutshele kaputeni ukuthi umama wami wayevame ukulibala njani wathi nansi indlela ayibhala ngayo walinyazelwa ububi bukaWilly Pruitt futhi wachotshozelwa uWilly Pruitt futhi izinto zonke lezo azenziwayo zazingezikaWilly Pruitt lelo kwakulibizo lakhe induna endala yathi ngiyakuthanda lokho ungabala ibizo lami phakathi kwakho wathi ngingazama futhi wathi walinyazelwa impambeko zikaJohn Quiet wachotshozelwa ububi bukaJohn Quiet futhi amanxeba akhe uJohn Quiet wasiliswa wathi yakubona futhi inkosi yamsilisa bona bala ibizo lakho kukho walinyazelwa impambeko zikaWilliam Branham wachotshozelwa ububi bukaWilliam Branham wangenzela lokho futhi wakwenzela lokho bala ibizo lakho kukho. Awu, yiyo indlela engithanda ukuletha ngayo imibhalo ebantwini bami yilokho akwenzela omunye umuntu amlalelayo lokho akwenzela omunye umuntu owayeqinisekile kumbangela futhi nalokho akwenzayo omunye umuntu owayengaqinisekanga ngokwembangela khona-ke ube usubala ibizo lakho kukho nxa wawungabe ulapho ikuma kuphi owawungabe ukuthethe futhi khumbula ulethuba lamuhla ukuthatha uhlobo lunye lokuma olufanayo lapho uNowa ngesigcono selizwi uNkulunkulu alikhuluma kuye uNowa kwaba lesigcono uNowa waphila esikhathini sesayensi lapho okwakunempumela zesayensi ababesenelisa ukuzilungisa ezazedlula loba yini lokho esikulungisileyo lamuhla babekhaliphile behlakaniphe kakhulu isayensi yabo yayiphambili kakhulu kule yethu futhi kumbulani nje kwakufanele amele isigcono selizwi lelo alitshumayelayo iminyaka elikhulu lamathumi amabili ebusweni babahleka usulu
ways proved to them that there was no rain in the skies.
Indlela zabo ezinkulu zesayensi zazitshengisa kibo ukuthi kwakungela zulu ezibhakabhakeni. Kodwa kunjalo uNoah wayezwe ilizwi lenkosi futhi laliphambene lokucabanga kwabo kulo. Ngakho impilo yakhe ingakasindiswa kumele ame ebusweni futhi athwale isigcono leso abashe kusulu abamgcona ngaso. Oh, akula kuthandabuza. Babengamzwela usizi umthumayeli omdala odubekayo. Abazange bamsuse kumbe olunye ulutho ngoba mhlawumbe kwakungela zindlu eziningi zalolo hlobo kulolo suku. Wayengalimazi, wayengayi kulimaza muntu. Ngakho bamyekela enjalo. Kubeka umdala odlulisa amalawulo phezulu lapho eceleni koqaqa esakha umkhumbi khona phandle lapha lapho okungela amanzi khona. Oh, awu umfo omdala odubekayo. Kodwa futhi esithi uzawathatha ngaphi amanzi akho okundendisa isikepe sakho Noah? Ayeza phansi ephuma ezibhakabhakeni. UMpetho, singadukula inyanga lenkanyezi nerada oba yini ababelapho. Akula zulu phezulu lapho. Kodwa yena wathi, uNkulunkulu wathi wayeza kulifaka phezulu lapho. Uzakwenza njani? Oh, ngumsebenzi wakhe. Into kuphela okufanele ngiyenze ukulixwayisa ukuthi liphume lapha. Ekuphosa kufane nje manje. Uvelela ngaphi umlilo mfowethu? Wathi uyakhanya kancinyane lamuhla ukwedlula okwakuyikho ngesikhathi sikaNoa. Sesibona lapho okhona usulungele nje ukuthi ulumathe. Yikho kuphela isayensi isivele. Akulazaba kulesi sikhathi la kancinyane ngoba isayensi isivele yakufumana. Yebo mnumzane. Ngakho manje siyafumana ukuthi kwakuyinto esibili. Ngakho bamvela usizi umthumayeli omdala odubekayo futhi bamyekela wahamba. Kwakuyinto emangalisayo mhlawumbe kulabo bantu ukucabanga ukuthi umuntu owayefanele ukuba ekhaliphile futhi akhole ukuthi uNkulunkulu umdali wamazulu lomhlaba angenza ulutho kumbe akhulume ulutho ayezalwenza okwakuphambene lendlela yabo yokucabanga. Lokho ababelakho mhlawumbe alikubambanga. Khangelani, babecabanga ukuthi bengafakaza into yonke yemvelo ngesayensi yabo nxa kungayisilo hlobo lo mhlaba esiphila kuwo lamuhla okukhalipha umhlaba wemfundo ogcwele isayensi. Futhi loba yini abangayifakaza kwakungayisikho okukaNkulunkulu. Akula Nkulunkulu ongakhuluma loba yini leyo eyayi engafakazwa ngokwesayensi ukuthi yayingekho. Manje balo mcabango ofanayo lamuhla nxa udokotela wakho esithi ule mvukuzane kufanele ufe futhi le sayensi ifakaze ukuthi ule mvukuzane futhi isesibangeni esibi. Kuyibula ukucabanga into eyahlukileyo ngoba uzakufa. Yikho kuphela isayensi ithi uzakufa. Bakuhlolile futhi yikho kuphela uzakufa. Futhi bacabanga ukuthi yibuhlanya nxa uzama ukuthi uNkulunkulu wathembisa ukukwenza. Bona njengalokho okwakuyikho kumele umele leso sigcono. Bathi nxa udokotela engathi lapha sikhangele indawo yonke futhi imvukuzane isikhulile ikuvulile isemzimbeni wakho wonke lasenhliziyweni yakho lasemaphatshini akho lasesibindini sakho indawo yonke akwenzeki. Ngakho uyabona lapho usithi kodwa uza kuphila kungenani. Bathi hawu mfo odubekayo mnyekeleni nje enjalo. Ngiyakhumbula ubusuku Billy Hall, umfowethu Hall, phansi ebandleni le-Milltown. Abaningi benu iyayikhumbula indaba futhi lapho bangibizela phandle umkami umamazala lami zahamba phandle lapha bathatha inkazana eyayingudade wabo ngiyakhohlwa kaGeorge Kapp wayengumeya wedolobho kumbe umahluleli lapha owakhe lowo kwakungumkhwenyabo bamletha phezulu lapha ukuzokufa udokotela eNewtown udokotela eNew Albany bahlola udaba lwakhe njengemvukuzane yesibindi ngakho ngehla phansi ukuyabona unkosazana ho futhi wayethethe ijondisi futhi wayeselubala lwethanga indawo yonke futhi ngathi awu ngiyathemba ukuthi uzakufa futhi ngathi wathi mfowethu Bill ungabe lenye indlela ele ungezwa kuNkulunkulu na ngathi angikwazi dadewethu ho ngingakhuleka uthi ngabuyela ngekhaya uthi inkosi ayijongo lutho kimi khonake ngasengibuyela usuku olulandelayo futhi ngakhuleka njalo futhi wathi kungabe kukhona udokotela womuhle omaziyo wathi awu udokotela wemuli yethu ngudokotela Sam Adia kanti lapha eJeffersonville uyise wayengudokotela wethu wemuli Usem, omncinyane lami, sihlezi singabangane abazwanayo, futhi sahamba esikolo phose ngesikhathi esifanayo, sakhuliswa ndawonye, sihlala sisiya kuye lapho kulolutho olubi, wathi angazi nxa engabuya ukuzokhangela uBilly Ho, indoda yakhe, ngathi ngizamcela. Awu, uSem wathi kimi, wathi, Bill, nxa udokotela, wathi, Waye lemvukuzane wathi lento eyodwa kuphela okumele iyenze izamthumela komunye umuntu okhaliphe kulami kungcwethi futhi sizathatha ama x-ray futhi asisoze simbeke phansi olunye udubo futhi sathumela eNew Albany futhi sathola ama x-ray udokotela phansi lapho samusa eLouisville futhi samhlola Samfaka phakathi kweambulensi njalo samphendukisa. Awu, sibili. Ayengeke acho unkosazana holu ukuthi wakuyini usipho lwakhe. Ngakho wangifonela wathi useza kufa. Wathi umngane wakho ongumthumayeli. Wathi ingcwethi eLouisville usandukungifonela nje futhi wathi ukuhlola okunikezwe ngodokotela ephansi eMilltown lodokotela eNew Albany apha uhlobo oluyilo lokuhlola futhi wathi imvukuzane yesibindi futhi isimemethekile futhi Bill asingeke siqume isibindi sendoda futhi iphile wathi useza kufa futhi nxa engumthumayeli ufanele abe elungiselele ngathi lo akusiwo umbuzo kodwa akake dluli phose iminyaka engamathuli amahlanu lanhlanu ukudala ngakho ulokhu esasele mpilo eneni phakathi kwakhe ukuthumayela futhi ngathi awu nxa eza kufa uyayiqeda indaba ke ngiyabonga dokotela Sam Futhi ngahamba njalo ngabiza unkosazana ho futhi ngamtshela ngathi Nkosazana ho usem uthe ukuhlola kweLouisville bekufana njengalokho eNew Albany laseMilltown indoda iyafa umfowethu ho useza kufa futhi ule mvukuzane esibindini futhi isikhulile futhi ke waqala ukukhala ngachibilika ngakhuleka laye futhi wayengasazazi khonake waze wangasazi ukuthi ngangisekamelweni ngakho ngaphenduka futhi abantu abaningi babebuyile endlini ngalezo nsuku wakungela omunye umuntu enkundleni yayingangcweliswanga ngokuningi kangako futhi labantu babebuya bevela endaweni zonke ngangifuna ukuphumula kancane ngakho ngabonye ulukela phakathi ngavuka masinyane phose ngelesibili lengxenye ukumbe elesithathu nta umfowethu hudu wayengakakuthutheli elayinini lapho futhi ngakhangela endleleni futhi Wakungela kungela muntu phandle lapho ngakho ngathatha ingwani yami endala futhi ngamonyulukela ekamelweni futhi ngathatha i-22 yombhobho wami futhi ngangiza kuphuma futhi ngiyezingela osinti ukuze kufike phose ihola lesificaminwembili nta futhi-ke ngalala phansi eceleni kwesihlahla kwenye indawo futhi ngazilalela kancinyane wawungeke ukuthole ngekhaya ngathatha ingwane yami futhi ngaqala ngasekamelweni kulenge emdulwini kwakuli-aphula futhi kwakuli-aphula elonakele kakhulu lalidliwe izibungu futhi lalilamaqhubuqhubu futhi lilezilonda ndawo yonke futhi ngacabanga umeda ukulengiseleni lokho emdulwini futhi ngananzelela njalo futhi lalingekho emdulwini lalile ngaphandle emoyeni ngakhupha ingwane yami endala ngabeka umbhobho ekhoneni futhi ngawa ngamadolo ami ngathi Nkosi kuyini ongafuna inceku yakho ibe kwazi phansi kweza elinye phansi kweza elinye waze kwabaphose ama-aphula amane kumbe amahlanu ngiyakholwa manje nje ukuthi wakuyiliphi elalilengise lapho khona-ke elikhulu sibili elihle i-aphula lilemizilazila kilo elikhulu kakhulu nje i-aphula elikhangeleka liphilile lehla phansi futhi lahlafuna amanye ama-aphula ayekhangeleka elunyalunyiwe futhi wathi phakama mana ngezinyawo zakho wathi hamba uyetshela u-Bill Hall ukuthi akasoze afe uza kuphila oh ngagijima ngokuphangisa ngamandla wonke futhi ngathi Nkosazana Hall ngilo itsho kanje inkosi uzaphila futhi wangizwa futhi wayezama ukukhala futhi wayengasakwanisi ukukhuluma futhi ngaphenduka futhi ngabiza uSam futhi ngathi Sam umfowethu uzaphila wathi engaphila njani njengalokho ngathi lokho ayisikho kwami ukuthi ngikudilisise uNkulunkulu utsho njalo lokho kuyayiqeda indaba uyaphila lamuhla lokho sekube phose iminyaka elithumi edlileyo eqinile nje futhi elempilakahle unkosikazi wakhe sowafa ukusukela lapho sowathatha njalo kuzakwenzakala njani uGeorge Wright futhi labanye abaningi esingatsho labo esingababiza kuyini ikumelana lesigcono bayahleka futhi bayeyise ngiyakhumbula lapho phambi kwesikhukhula sika-37 ngama lapho lenkampani ye-Falls City Transfer futhi ngibatshela ngakho kwakuza kuba lamafidi amanzi angama-32 lambili ngiyakholwa kwakuyiwo esitaladeni uSpring bangihleka bathi uBilly ohawulayo ngiyathemba lo mntwana ngangisengumfana nje lapho wathi uBilly ngumntwana omuhle kulihlazo wadideka ngangingadidekanga ngangibhabhathizwe phakathi athi ukudideka ngangiphakathi nje futhi kwenzakala njengaleyo ndlela selokhu ngikhuluma nginanzelele udadewethu ethi Right uyakholwa ehlezi emuva le uyakhumbula indaba leyo ngoBilly Hall abaningi bangaki abalapha abakhona ngale ikuseni abayikhumbulayo indaba oh minabo sibili kulabaningi benu manje bayasizwela usizi bazwela usizi kuloba ngubani ozama ukubambelela elizini ngensuku ngabahleka usulu kodwa khumbula isigcono mele sibuye kuhlezi kungaleyo ndlela babemele ukuthi bacabange njengabakwenzayo lapho ukuthi uNkulunkulu emva kwaloba yini okwafakazelwa yisayensi ukuthi uNkulunkulu wayengeke akhulume ulutho oluphambane lesayensi awu yikho lokho okumenza abe nguNkulunkulu ngabe wahamba nje ngokuya kwesayensi bona-ke kwakungasoze kudlule lokho umuntu angakwenza, kodwa uNkulunkulu ungumdali wesayensi angenza lokho afisa ukukwenza. Bafanele ukucabanga uNoah omdala owawulayo, hawu, ake limyekele umfo omdala enjalo uyeqwa yibumnandi bonke esilabo kulezi nsuku. Ngakho nje limyekele enjalo uphosa kufanane manje. Kodwa khathesi ngifuna ukukhuluma enye into khona lapha manje. Singakhangela emuva futhi sibabaze ukholo lwakhe, kodwa angazi ngasaphila kulolo suku singabe sathatha inyathelo uNoah alithathayo na. Sasingenelisa lokuthanda ukumela isigcono esahamba kanye leqiniso. Lapho kuzigidi zonke ezazikhona emhlabeni leso sikhathi, kwakulo Noah kuphela lemuli yakhe abamela lelo qiniso. Like kucabanga lokho na, indoda leyo nje lamadodana ayo amathathu labomalukazana bakhe umkakhe babe yibo kuphela abamela lelo qiniso, kodwa babelo itho kanje inkosi. Siyakhangela emuva futhi simbabaze, singakucabanga khona njalo. Sokumele iphangise ngenxa yalezi zipho zabantwanyana u-Abrahama. Lona ibala u-Abrahama litho uyise wabanengi, umenza uyise wezizwe. Manje u-Abrahama wezwa ilizwi likaNkulunkulu. U-Abrahama wayengumprofethi futhi wezwa ilizwi likaNkulunkulu. Futhi siyambabaza u-Abrahama ngokubambelela kwakhe elizwini likaNkulunkulu ukuthi wazehlukanisa kanjani ezihlotsheni zakhe. Wakunzima kanganani ku-Abrahama, wakhuliselwa lapho wabuya esehla evela eBhabheli futhi ayephansi lapho elizweni leShinari futhi lamakhaladini edolobheni lase-Uri, lapho bonke abahlanganyela laye abantu bakhe futhi lalabo ayehamba labo ebandleni lakho konke. Kodwa uNkulunkulu wathi zehlukanise. Oh, minabo kwakuyinto embi njani ukuthiya konke lokho ayekuthandisisa, konke okwakuqotho kuye lokho ayekuthandisisa. Futhi uNkulunkulu wamtshela zehlukanise futhi wamnika into engajwayelekanga sibili, uzakuba lomntwana ngonkosikazi wakho. Futhi wayelamathumi ayisikhombisa lanhlanu futhi yena wayelamathumi ayisithupha lanhlanu waphela kuye njengabesifazane ngokwendlela yabesifazane eyokuzala abantwana okweminyaka. Futhi lapha ngemva kokuphila laye kusukela esaseyinkazana ngoba wayengudade wabo ngokuyingxenye, futhi-ke wayeza kuzala kanjani lo mntwana. Futhi manje ungacabanga njani ngo-Abrahama ephuma phandle walabo ahlanganyelana labo futhi esithi izakuba lo mntwana uSara lami? Ungakucabanga lokho mani? Abantu bathi umfo omdala owawulayo kule nto ephambanisekileyo ngaye isicono, kodwa u-Abrahama wabambelela kuso futhi lapho eseleminyaka elikhulu ubudala kazange athandabuze esithembisweni sikaNkulunkulu. Wayelokhu esimele isigcono sibili ebambelele kuso. Ngiyananzelela umehluko phakathi lapho uSara wazama ukunika u-Abrahama kumbe ukunika uNkulunkulu bengisitho uncedo oluncinyane ngokwakhe. Wacabanga yazi lokho okwahlukileyo kulalokho uNkulunkulu akuthembisayo. Manje yazi ngumfazi omdala, kodwa uHaga lapha umfazi omuhle u-Abrahama ngeke abe le ndaba ukumthatha laye. Ngakho liyazi lokho kuzanceda uNkulunkulu. Lokho kuzanceda uNkulunkulu ngoba uHaga lapha kule minyaka mhlawumbe engamathumi amabili ubudala kuphela kuyisisebenzi sami. Futhi yazi lokho engiza kwenza, ngizamnikeza endodeni yami okomfazi ngoba isithembo sasisemthethweni. Ngakho wathi ngizamnikeza yena futhi uzakuba lo mntwana ngendoda yami. Futhi-ke ngizathatha umntwana futhi nguye lowo uNkulunkulu amthembisayo. Uyabona, sihlezi sizama ukwenza olunye ulutho, asikwanisi ukumlindela. Kumele senze olunye ulutho ngokwethu. Kwakungabe kukuhle, wayengabe emuhle, kwakukhangeleka kukuhle sibili, kodwa kwakungahambelani lelizwi. UNkulunkulu watshela u-Abrahama umntwana wayesiza ngoSara. Ngiyakhumbula lokho akukhulumayo mayelana omhlambi omncane. Lezi izibonakaliso zizakubalandela bona abakholwayo, njengoba kwakunjalo ngensuku zikaNowa, kuzakuba njalo ekubuyeni wendodana yomuntu. Lapho ngabalutshwane ngitsho imiphefumulo eyisificaminwe mbili yasindiswa. Lawo mazwi angeke ehluleke. Ngakho asizikhangelisiseni futhi sihlale kanye lelizwe. Kulungile. Bona, abantu bahlezi bezama ukulungisa enye into, ukuthatha indawo yentando kaNkulunkulu edalayo. Iyabona, njengoba ngihlala ngisitsho futhi mhlawumbe phambi kwebandla ngaphambilini, liyazi wawungeke ucele imvu. Ungangenzela uboya na? Hatshi, angeke enze lokho. Manje imbuzi ayingeke ilungise uboya ngoba imvelo yayo kayimvumeli. Noma ungazama kanganani ukubophela uboya bemvu embuzini, akuyikusebenza. Imbuzi ayingeke ilungise uboya, futhi lemvu ayilungisi inwele, kodwa iloboya ngoba iyimvu. Yikho lokho okumenzayo akalungisi. Akumelanga silungise izithelo zikamoya. Kumele sithele isithelo sikamoya. Isihlahla sama-apula asilungisi ama-apula. Siyathela kuphela ngoba isihlahla sama-apula. Futhi nxa singazama ukulungisa loba yini, ngizancedisa imbangela. Ngizafunda okweminyaka elitshumi eseminari. Ngizafunda lokhu lokho kumbe okunye, futhi ngithole i-Bachelor of Art le-degree lami lobudokotela. Ngizancedisa inkosi ngingedwa. Akuyi kusebenza. ONkulunkulu okumisela ngaphambili ubiza lowo amthandayo. Upha umbuso kulowo afisa ukumupha. Sakufunda lokho oNebukadineza. Sakufunda lokho ngoJeremiya lapho uNkulunkulu emtshela lokho ngelizwi lenkosi, okuthi wakuza kuba lesikhathi lapho u-Israyeli wayezathathwa ahanjiswe eBhabhiloni okweminyaka engamathumi ayisikhombisa. Nango esiza omunye umprofethi wayesevele esemtshelile wathi, manje lizakuba labaprofethi bazaphakama, futhi lizakuba labo phansi lapho eBhabhiloni bazaphakama, labaphuphayo labaprofethi abazaprofetha okuphambelela lokhu. Kodwa tshela abantu ukuthi bengalaleli kulabo bantu. Futhi kwakuya eyinye indoda ngebizo lika omunye wabaprofethi uHananiya. Futhi lapho uJeremiya emile lapho elejogwe entanyeni yakhe, wenyuka kusiza uHananiya wathi, itsho kanje inkosi, eminyakeni emibili egcweleyo zonke izitsha zenkosi manje ngokuqotho wakhangeleka kukuhle sibili, uNkulunkulu uza kubusisa abantu bakhe, uzaphendukisa izinto zonke khona kanye eminyakeni emibili. Futhi iBhayibhili lathi lo mprofethi uJeremiya wathi, amen, amen, Hananiya, inkosi mayenze amazwi akho agcwaliseke. Kodwa asicabangeni ngolunye ulutho, Hananiya. Kulabaprofethi phambi kwethu futhi baprofetha ngemelana lezizwe ezinkulu ngezimpi lokunjalo. Kodwa kumbula umprofethi wazakala emva isiprofetho sakhe sesibonakalisiwe. Bona, Konake uHananiya wasebuya wahluthuna ijogwe entanyeni kaJeremiya phambi kwabapristi bonke lebandla mhlawumbe abantu abayizigidi lengxenye futhi wathatha lelo jogwe uNkulunkulu ayelifake entanyeni kaJeremiya okwesibonakaliso futhi waliqamula laba iziqephu futhi waliphosela enyaweni zakhe ngokuthokoza nje futhi wathi itsho kanje inkosi eminyakeni emibili bazabe sebephendukile uJeremiya wamkhangela nje wakuphambene lelizwe ngakho wasuka wahamba nje futhi uNkulunkulu wathi uyela uyemtshela wathi angizange ngikhulume kuye waye lokuthokoza nje wathatha okomuzwa wakhe uqobo bona kazange ame aze kwathi esekubonile futhi wabakwazi ukuthi kwakungayisuye ukuthi kwakunguNkulunkulu okhulumayo wabuyela emuva elokuthokoza nxa siyakuthola udabula ilizwe lamuhla enye yamathephu ethu yayikhaliswa manje endlini lapho iqembu labathumayeli laqiniseka khona lapho futhi babesiza ukuzobhaphathizwa ebizweni likaJesu Kristu futhi indoda yaphakama ekamelweni owakhuluma ngendini futhi wathi itsho kanje inkosi bambelelani kulokho elilakho qhubekani nje liqhubeka futhi izalibusisa bathi awu nxa inkosi ikhulume lokho ngithemba ukuthi yikho lokho.
You see, it isn't examined with the word.
Yabona akuzange uhlolwe ngelizwi kumele kuthathe ilizwi kuqala nankoke wakuphambene lelizwi nango ephenduka uJeremiya lo profeti ogcotshiweyo uNkulunkulu wamtshela wathi ngiyazi ukuthi uHananiya wephula lelo jogwe lezigodo entanyeni yakho engalibekayo kodwa ngizayenza elinye ngensimbi. Wathi futhi zonke lezi izizwe ezaya phansi ukuyakhonza uNebukadineza inceku yami futhi waye ngumhedeni bona futhi uIsrayeli begcina imihlatshelo yabo yonke kodwa babengabona uNkulunkulu wenza isithembiso ukuthi uzabusisa kodwa zona izibusiso zingaphansi kwezimo futhi kumele uhlangane lezimo lezo ukwenza lokho kusebenze. Ngihlezi isikhatshana esedluleyo kanye lencinyane intombazana enhle lapha kuqala ngahlolisisa imuli leyo kukho konke ukubona uba kwakulento embi uNkulunkulu uyasilisa kodwa kungaphansi kwezimo bona into kuphela engayitholayo kwakuyikuthi umama wayesesaba ukuthi kwakukubi ukuthatha umuthi wathi ungakucabangi lokho dade kupha lokho phandle kwengqondo yakho qhubeka lo mntwana umphe umuthi uNkulunkulu uzakwenza lokho wazakale bona manje kodwa into yikuthi thola yazi futhi ke nxa kuyi itsho kanje inkosi kuhle manje siyathola khona lapha ukuthi abantu laba babezama ukwenza enye into uHaga lo Sara ukuncedisa uAbrahama ukuncedisa uNkulunkulu ukwenza isithembiso sakhe sibe liqiniso. Awungeke ukwenze lokho akula ngenye indlela la kancane yokukwenza ukuphambene la yonke into ilizwi likaNkulunkulu liza ukwenzakala kungenani kumele nje ume khona elizwini futhi uthi kuyile indlela futhi ugcine ilizwi. Manje khangela ukwenza enye into ukuthatha indawo yelizwi lakhe mhlawumbe abangane baka-Abrahama labo nxa sake sananzelela mhlawumbe abangane baka-Abrahama babuya lapho futhi bathi awu yise wezizwe bangaki abantwana osulabo khathesi lapho esele minyaka elikhulu ubudala chono yise wezizwe yise wabanengi bangaki abantwana osulabo khathesi abahleka usulu manje alizange isibone isikhathi Asikubonanga lapho ngezinye izikhathi ukuthi sakhulekela enye into ayizange yenzakale. Lapha kuhlezi indoda endala bathi uyisiphofu, uyisacuthe, uyisimungulu, uyagula. Wenze lokhu, hamba khona ngale futhi omsilise. Lina basilisi bobuNkulunkulu lizakukholwa. Bayakunanzelela na ukuthi kungudeveli ofanayo owathi yehla esiphambanweni futhi ngizakukholwa. Phendula amatshe lawa abe yisinkwa futhi ngizakukholwa. Bona lowo develi ofanayo owabopha ilembu emehlweni enkosi yethu futhi wamtshaya ekhanda ngesigodo futhi wathi, manje nxa ungumprofethi sitshele ukuthi ngubani okutshayileyo futhi sizakukholwa. Awu, yakwazi ukuthi wayesazi lowo amtshayayo. Wayengabe waphendula amatshe lawo aba yisinkwa kumbe wayengabe wehla esiphambanweni? Kodwa kuyini esizakuba siyikho lamuhla nxa wakwenza? Bona abalwazi uhlelo lukaNkulunkulu, umele udingisise lokho uNkulunkulu akuthembisileyo. Manje sokufanele ngiphangise. Manje babe ngabe bathi, yise wezizwe, sikuzwile iminyaka engamathumi amabili lanhlanu edlileyo usithi uzakuba lomntwana ngosalo, futhi phakathi kwalokho kwakuzakuza izizwe zabantu kulabantwana abangaki nje kulesi sikhathi, yise wezizwe? Bona lowo ngumoya ofanayo omdala wokuchothoza owawuchothoza. Kuyini owenziwa ngu-Abrahama wathi akatantabuzanga isithembiso sokungakholwa? Ngani lapha wakhulekela usibani bani futhi abazange basile? Lokho akulandaba nxa ngingakhulekela abayinkulungwane ezilithumi lobu busuku futhi abayinkulungwane ezilithumi bafe ekuseni kusasa ebusuku ngisalokhu ngigcoba abagulayo futhi ngibakhulekela. UNkulunkulu watsho njalo, akukumisi nakancane. UNkulunkulu wakuthembisa, ngiyakukholwa sibili. Akwenzi ngitsho lo mehluko lokho abakutshoyo njalo nje. Kodwa bayahleka usulu, yiso isigcono selizwi. U-Abrahama emile elizwini likaNkulunkulu ekugcineni lagcwaliseka. Oh, mina khangela ukuhlekwa usulu ngobunyumba, ehlekwa usulu lesigcono sobunyumba. Kuqala balele wayemele amele isigcono sokuba yinyumba okweminyaka yonke leyo. Wayephose waba le minyaka elikhulu ubudala wayengamathumi ayisificamunwemunye kanye lelizwi likaNkulunkulu elathi uzaba inkosazana njalo umama walo umntwana, futhi yena lo-Abrahama enyumba bobabili lemizimba yabo injengefileyo. Kodwa kukanti abazange bathandabuze lelo lizwi lakanye, kodwa babefanele bakumele lokho kuqala. Futhi-ke haleluya, uNkulunkulu wagcina ilizwi lakhe kulelo hola elimnyama u-Isaka wazalwa, futhi inzalo yakhe injengetshebetshebe lolwandle kumbe inkanyezi zezulu. Bona uNkulunkulu uhlezi ephendula ilizwi lakhe. Yebo, ubunyumba kuqala. Khona-ke u-Isaka, uZakariya lo-Elizabethi ngokunjalo, leyo ndoda endala nowesifazana omdala belokhu bebambelele. Futhi lapho uZakariya esiza lapho futhi wayebhala esibhebheni sakhe futhi wathi, ingilosi ihlangane lami yangitshela ngiza kuzala umntwana ngo-Elizabethi, umkami omdala lapha angisakwanisi ukukhuluma futhi ngiyisimungulu, ngiza kuba yisimungulu kuze kube lusuku umntwana esezeli. Kodwa uyeza umntwana futhi uza kuba ngumprofethi ophezu konke, uza kwazisa inkanyezi yokusa, ungumanduleli kaMesiya. Kungaba kanjani khona? Abanye bathi umfo umdala ohawulayo. Oh, ngiyathemba kungathi usephambanisekile kancinyane ekhanda lakhe, uyazi kulenye into encinyane. Kodwa khangela u-Elizabeth omdala phandle lapho bose amachumi ayisifica milwe mbili. Futhi khangela uZakaria usemdala futhi uselokhuko. Futhi ke uza kukhuluma into enjengaleyo awu umfo omdala odubekayo. Kodwa wayekalizwi lenkosi isigcono esinjalo. Wazifihla okwensuku ezithile kodwa wahlala lelizwi oh mina esala udumo esala umbono wabanengi bala ukupolishwa ngosuku lezi manje lezinto zosuku lwabo bakwala bala ukuhamba lekhulu labangakholwayo bala izinto zomhlaba wakumele bakwenze ukuhlala lelizwi likaNkulunkulu wakufanele bakwenze ngakho kunjalo lalamhlanje uyazehlukanisa entweni yonke kodwa wena loNkulunkulu akusikho lokho ibandla elikwenzayo yilokho okwenzayo loNkulunkulu bona kunguwe njengomuntu ngamunye yebo kodwa khangela lokho uNkulunkulu amupha khona. Lapho uJesu ngokwakhe esiza uZakaria wayengaseko u-Elizabeth laye kodwa lapho indodana yabo isiza enkangala kanye lo isho kanje inkosi uJesu wathi akukaze kube lo muntu ozelwe ngowesifazana omkhulu njengalokho ayikho amen ini wavumela isigcono sobunyumba wahlala elizwini futhi wakhululeka indodana enjalo njengoSara wasendulo njengo-Abrahama wasendulo ababili laba abadala babambelela kukho khangela okunengi lokho okwake kwazalwa njengetshebetshebe lolwandle akulasendo lwabantu emhlabeni abanengi njengabajuda njengetshebetshebe lolwandle kumbe inkanyezi zesibhakabhaka kuyini okwakwenzakele kwenzakala engcosaneni umntwana oyedwa manje liyabona lapho engiyakhona umntwana oyedwa yikho kuphela okwakuthathayo bathatha umntwana oyedwa ukunyikinya izizwe lokukhombela kumesiya wathatha oyedwa olalelayo unjalo uNkulunkulu ufuna umuntu oyedwa yikho kuphela akufunayo wenye indawo angaba lelizwi yikho kuphela akufunayo ukuthola umuntu oyedwa ekubuseni kwakhe oh uthanda kanjani ukuthola umuntu oyedwa wathola uNoah ngesinye isikhathi wathola uMose ngesinye isikhathi wathola uJeremiah wathola uElijah wathola uElisha wathola uJohane wathola uSamson ingqe kuphela engathola umuntu oyedwa ekubuseni kwakhe lelo lilizwi lakhe engakhuluma ngalo engalahla umhlaba oh minabo ukuthi ulamba njani futhi akwele ukuthola umuntu ekubuseni kwakhe ukuthi ingakhuluma ngaye ingenza ilizwi lami lazakale lanxa engamela isigcono kodwa ngizakwenza ilizwi lami lazakale bona oh yebo ubunyumba kuqala kufanele uthwale kufanele umele isigcono sobunyumba uSara wakufanele akumele kanjalo wenza uZakaria noElizabeth babemele bakumele khangela lamuhla manje iza kukhuluma enye into khangela lamuhla kubantwana besifebe uthethe izizwe ngaphansi kokubusa wepolitiki yenhlanganiso yesonto isifebe namadodakazi aso khangela isizukulwane bani senhlanganiso zesonto ezaphakamayo futhi lokuthi balutshwane njani abalungileyo ungakhathazeki wena hlala lelizwe okolungile konke ungahlekwa usulu ubizwe ngokuthi omgiqili ongcwele ungabizwa konke loba luphi uhlobo lwebizo elibi kodwa dala khona lapho ukuyilizwi isigcono selizwi into abaza kuyitsho ngawe umfo omncinyane engabe elapha lokhu kusa ungumngane wami Jim Paul uJim omncinyane abantu bakhe wabuzwa ngolunye usuku awu wabhaphathizwa lapha omunye umuntu wathi kuye wathi nxa wawuza kubhaphathizwa ebandleni kungani ungazange uthole ibandla elikhulu enye into bona kodwa wabona ukukhanya lokho kwakuyikho bona banenge abantwana bokungalungi kulalabo abakhona abokulunga yebo kulungile balutshwane okunganani abokulunga khangela babe balutshwane okunganani ababekhona ngosuku lukaNowa bona khangela lokho okwakuyikho ngensuku zeSodoma bona balutshwane okunganani abalungileyo bangaki abantwana isifebe esilabo uyaletha nje abantwana loba yiphi indlela endala kodwa bonke bangabantwana bevezandlele isifebe sizala isifebe inja izala inja kuthi uKristu uletha abagcotshiweyo ibhayibhili liletha abalungileyo ngakho kumele simele umcabango wokuba lixuku elincinyane kuyinto eyisisa okunganani khangela ibandla elikhulu lase-Efeso kwakulabalitshumi lambili kilo yebo khangela lixukubani esilalo lamuhla icele labo yebo kwakule miphefumulo eyisificaminwembili kuphela ensukwini zikaNowa kwakulabahlanu kuphela ensukwini zikaLothi hhatshi abane uLothi lomkakhe lamadodakazi akhe amabili futhi waphenduka waba insika yelitshe emva kokuba esephumile ngokukhangela emuva isibili abathathu baphuma ngalolo suku kothi uJesu wathi njengoba kwakunjalo kulezo nsuku kusifanele ukuthi sikhangele nokunanzelela balutshwane okunganani abalungileyo kodwa njengalapho abahlekayo usulu kufanele bagcone abazinye bamele isigcono sokuba yinyumba kuqala enabo sokufanele nje ngiphangise ngifuna ukuncedisa ukuthatha laba bantwana ibekezeleleni nje kancinyane bona amadoda ahlala efanana usukela nini manje iza kukhuluma enye into futhi ngifuna lina futhi angikwazi yoba kuyathethwa kumbe hathi kodwa nxa kusethephini ngifuna ukuthi lingilalele lina elisethephini lingakweqi kodwa likufundisise umuntu khathesi kunjengalokho ayevele eyikho udumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzileyo ekhangelele kulokho azakwenza futhi anganaki lokho akwenzileyo lakwenzayo odumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzileyo ukhangelela kulokho azakwenza kodwa kanaki lokho uNkulunkulu akwenzayo futhi lapho uyeqa yonke into yathemba baya kuzwisisa bona benganayo lalokho akwenzayo uyakwazi lokho akwenzileyo futhi uyasazi isithembiso lokho aza kwenza kodwa uyehluleka ukubona lokho akwenzayo lina maPentecosti nqa lingayisiwa umzekeliso walokho likhangelele kwenye into ukuthi yenzakale njengenjwayelo kwenzakala khona ngaphansi kwakho futhi kawukwazi ukangaki lapho angabe ekufukamele njengesikhukhukazi isenza amathiyane aso kodwa kalifunanga lacabanga okuneni ngemikhuba yenu lezi nhlanganiso zamasonto kulalokho elakwenzayo ngelizwi lakhe futhi lo moya wakhe yebo wakuyisigcono bani kuMaria lapho sesivala wakuyisigcono esinganani kuMaria loJosefa ngelizwi lakhe isikhathi sekhisimusi bengicabanga ukudonsa nje kancinyane kodwa lizakuzwa okuningi kwakho emsakazweni futhi laphakathi wabelusi lokunjalo kwakuyisigcono esinganani kumariya lojosefa ukubambelela elizwini likankulunkulu lesithembiso kumbula khathesi futhi lesiyiso leso esaphakamisa intshiya lapho bebona umariya omncinyane ehamba ngalapho bebona ujosefa uthatha iwule bona futhi kumbula mfowethu ubufebe wakuyikufa kulezo nsuku manje umphile ekubulaweni uzakuba umama ngawe futhi kodwa akhumbula sonke isikhathi onkulunkulu wayesebenza labo futhi wakumayelana ngelizwi futhi babengakwazi bona intombi izazala umntwana ujosefa wayekwazi lokho umariya wayekwazi lokho ngoba emva ilizwi selilotshiwe bakule ngilosi eyayikhuluma kibo iqinisa kumbe ibonakalisa lona ilizwi elalilotshiwe lelo elaliza kwenzakala lingaphuphi manje cabangani umoya ongcwele wehla phansi emhlabeni awuzange ukhulume ebandleni lonke wakhuluma kubo ujosefa wakhangela futhi ingilosi ingakamvakatsheli wathi awu manje ngiyamthanda kodwa ngiyindoda elungileyo angeke ngithathe umfazi onjalo futhi ingilosi yenkosi yabonakala kuye ephutshweni futhi yathi josefa wena ndodana kadavida ungesabi ukuthatha umariya umkakho ngoba lokho okukhulelweyo phakathi kwakhe kungokukamoya ongcwele oh ninabo kuyinduduzo bani bona futhi umariya endleleni yakhe esiya emthonjeni intombi encinyane hose iminyaka elitshumi lesikhombisa ubudala itshumi lesificaminwembili esendela endodeni eyayike yatshata ngaphambili futhi ilabantwana abane indoda endala futhi wayemthanda futhi wayengazi ukuthi kungani futhi wayemthanda futhi engazi ukuthi kungani futhi nampo belapho esiza esiya emthonjeni ukuya kukha amanzi futhi wonke ukufunda phezu kwezinto lezo ayecabanga ngazo imibhalo kungela kuthandabuza futhi-ke ukukhanya kwabaneka phambi kwakhe lapho ukukhanya lokho kubaneka lapho kwema ingilosi ingazi ukuthi umariya omncinyane wezwa njani ike lakucabanga lokho ingazi uba wezwa esesaba njengalokho engakwenzayo izolo sakubona mariya sakubona kutsho mana lalelisisa lokho elizakutshela khona ubusisiwe phakathi kwabesifazana ngoba uthole isisa lonkulunkulu futhi uzakuzala umntwana ungazi indoda kodwa uzakuba lo mntwana futhi lo mzawo wakho u-Elizabethi esemdala laye ukhulelwe laye futhi uzakuzala umntwana futhi lezi izibonakaliso ziza kwenziwa wathi lokhu kuzakuba kanjani usazi ngibona ukuthi kangazi indoda wathi umoya ongcwele uza kukwembesa leyo nto engcwele ezazalwa kuwe iza kubizwa indodana kankulunkulu yekelani abahle kusulu betsho lokho abakufunayo ayekwazi ukuthi uza kuba njalo ngoba unkulunkulu watsho njalo manje okothi wayefanele ezwe njani lolo suku lokunikela kumbe ukubuya kokusokwa komntwana lapho wayehamba phezulu lalo mntwana omncinyane engalweni zakhe njengalokho futhi bonke abafazi besondela khatshana bonke belokuthungiweyo okuhle ukunikela ingane zabo futhi basokwe futhi phose bonke bedonsa iwundlu kodwa yena wayelamajuba amabili ukuhlanzwa kokupheleliswa kwakhe uqobo ingane encinyane egoqelwe elenjini lokuthandela elisuswe ejogweni amuva kwentambo yenkabi ijogwe ukugoqelwa wangemuva kwenkabi lelo lilembu lokuthandela emkolweni babengalalutho ukuba bamuphe babengabayanga kakhulu futhi Nango lapha emile. Kungela kuthandabuza. Bonke abafazi bamela kachana la lintombi encinyane. Bathi, yabona kulomntwana ozelwe ngaphandle komthetho. Bona ukuthi uNkulunkulu wenza njani izinto zikhangeleke zingemukeleki. Oh, minabo, yena udonsa nje iwulu phezu kwamehlo kaSathane. Kungcole kanganani, kungcole kanganani, ubufebe, yikho lokho ayikho, uyisifebekazi, lokho akuzange kwamisa, lokho kutshaya, enhlizweni, kaMaria omncinyane, bamela, kachana laye, lokhu besenza into efanayo, bambiza manje, umgiqiki ongcwele, kumbe odlulisa amalawulo, kumbe enye into, uMaria wayekwazi ukuthi, wayengokabani lowo mntwana. Waqhubeka nje ngokufanayo kodwa wakungafanelanga bekunanzelele yini lapho uSimeoni ehlezi emuva ekamelweni wayethenjisiwe wadobha iprofeta wathi inkosi ibonakele kini futhi yathi angiyikubona ukufa futhi wayesasela amatshumi ayisificaminwembili ngaleso sikhathi angiyikubona ukufa ngingakaboni usindiso lwakhe. Oh, Simeoni, usumdala, ndodana, eyakho, eyakho, umfo umdala, ungathi usephambanisekile ekhanda lakhe. Uyazi, ukancane, umyekeleni nje, enjalo, akalimazi, akayi kulimaza muntu. Kodwa, uSimeoni, wayelelizwi lenkosi. Wathi, abona umoya kaNkulunkulu usehlela phezu kwami. Mama futhi ngamkhangela. Wangitshela, Simeoni, uyindoda elungileyo. Uthi kawusoze ngizakwenza ubufakazi. Phandle le, aha, yikho kuphela. Uzakwenzelani lokho nkosi? Lo ngumsebenzi wami. Umbono wami ukuthi uzakubokela amalahle isibili ngalolo suku. Awulomfakazi. Kungani? Ungazange ukulalele. Nangu, ana umdala oyisiphofu, ehlezi, ethempelini, ekhuleka, inkosi, yambula kuwe, uSimeoni, uqondile, amen. Wayengenelisi ukubona imini ebumnyameni, kodwa wayesenelisa ukubona kude kulabantu abanengi lamuhla abalamehlo abonayo. Wabona emoyeni uMesiya ozayo. Wayeseseduzane umoya uhamba enhlizweni yakhe. Bona ibandla elincinyane kakhulu elaliyikho uZakariya, uElizabethi, uMaria, uJohane, uAna, loSimeoni. Abayisithupha phakathi kwezigidi. Njengasensukwini zikaNoa, abayisithupha babo, uNkulunkulu wasebenza lomunye wabo bonke, bonke babevumelana, bonke baba ndawonye, amen. Lapha uSimeoni omdala nangu esiza, ingane encinyane phakathi, wayengakaze azwe lutho ngakho, nangu. Ingane futhi-ke uSimeoni wahlala ekamelweni lakhe futhi umoya weza phezu kwakhe wathi uma phandle Simeoni nangu lapha ephuma ehamba engazi lapho ayesiyakhona njengo-Abrahama wayedinga enye into wayengazi lapho eyayikhona kodwa waqhubeka ehamba emva kwesikhatshana wama futhi umoya ongcwele ufanele ukuba wathi kuwe nango yena lapha wafinyelela engalweni zikaMaria wathatha ingane engalweni zakhe wakhangela phezulu futhi wathi Nkosi yeka inceku yakho khathesi isuke empilweni leyi ngokuthula amehlo hami akhangele usindiso lwakho into umuntu wonke ayesenza ihlekisa ngayo leyo abafazi ababeyigwema uSimeoni wathi lusindiso lwakho nkosi futhi aleso sikhathi nango esiza owesifazana omdala oyisiphofu ebhoda ngendlela yakhe lapho edayizela phakathi kombuthano futhi weza kuye futhi waprofetha njalo ngoba wayemkhangeleli watshela uMaria inkemba iza kuhlaba inhliziyo yakho kodwa iza kwambula imicabango yenhliziyo ezinengi. Bona. Wagu yini. Manje. Yatemba. Abanye balabo bafazi bathi. Manje. Bonani lokho. Yabona ukuthi ihloko bani lwabantu. Oluyilo. Nankoli. Bona. Yikho. Yabona lapho okukhona. Leyo ndoda endala. Esiphambene ekhanda. Nango. Ulaphaya. Emi. Phambi kwaleyo nkazana elihule ezama ukukhuluma into enjengaleyo nankoke lowo mntwana ozelwe ngokungekho emthethweni. Khangelani lo ana omdala ehlezi phansi lapho ezilambisela ukufa futhi eqhubeka kanjalo akasoze abe lokukholisa njengathi kodwa nankoke bona. Amaba ngowamasosayathi wonke elizweni lapha aphuma emulini enhle kakhulu bona futhi wayengaba ngowakhonapho kodwa nango lapho bona ukuthi lelo qembu liba ndawonye njani. Oh yebo ameni. Into efanayo lamuhla ukuhlala endaweni zasemazulwini ukuKristu Jesu siphakanyiselwa phezulu ngomoya ongcwele sibili. Yebo mnumzane. Oh, ngabe sisaselaso nje esinye isikhathi esincinyane kufanele ngikhulume enye into. Ngilelinye ibizo lapha engikhangele kulo engilikhangeleyo ngaleso sikhathi lapho ilizwi libonakaliswa amadoda ayizazi. Ngiyafisa alubana bengilesikhathi Fred ukuba wena ukubale lokhu ulakho esikhwameni sakho na. Ngithemba abaneli benu yakubona kumagazini into leyo umoya ongcwele ayikhulumayo phansi lapha emfuleni iminyaka engamathumi amathathu lantathu eyadlulayo bakugebha khona nje umpalakazi nayini ukufakaza okolwazi lwezinkanyezi ukuthi kanjani uJupiter lazo izinkanyezi esixukwini sazo bathola endala yezinkanyezi ikale imidwebo yakho asebekugephile yiso kanye leso isikhathi lesi sixuku esangena phakathi exukwini lalezi nkanyezi futhi waphosela phansi uqonde eBhabhiloni futhi amadoda ayizazi ayiletha phansi. Kumbula, zacapha indlela yazo zokuzungeza zilengele phansi amabhiliyoni eminyaka yokukhanya zehlukanisiwe futhi lamadoda ayizazi abajuda babe seBhabhiloni abona leso sixuku singena phakathi kwalelo xuku zona izinkanyezi ezintathu zazo zingena phakathi ndawonye futhi zenza leyo nkanyezi inye yokusa futhi babakwazi lokho ngelizwi likaNkulunkulu ukuthi leso kwase kuyisikhathi lapho zona inkanyezi zisiza ndawonye ukuthi uMesiya wayeza kuba emhlabeni. Iso isizathu baqala ungaphi yena ozelwe eyinkosi yabajuda ungaphi yena kwenye indawo ngoba lapho lezo nkanyezi zingena waze kwathi imizimba yazo yezulwini yaba kulowo mzimba munye omkhulu wezulwini lapha lapho lezo ezintathu zihamba ndawonye uMesiya uza kube esemhlabeni kuleso sikhathi futhi lapho zihamba endleleni yazo lawo madoda abakwazi ukuthi uMesiya wayesemhlabeni babezingcwethi enkundleni zabo babe ngamadoda amakhulu babezingcwethi enkundleni yazo zesayensi yenkolo babekhangele kucele lenkolo yakho futhi babona lezo nkanyezi zihamba uJupiter noSagas futhi-ke zihamba emzileni wazo futhi bathi siyazi ukuthi uMesiya kwenye indawo ngakho kufanele abe seJerusalema ngoba yiyo indawo yenhlobo yenkolo yomhlaba okwenkolo kaMesiya isigodlo sabo isigodlo esikhulu senhlanganiso yesonto kulapho iqembu elikhulu labachumayeli elihlala khona futhi bephezu kwamakamela bahamba iminyaka emibili phansi bechapha umfula uTigris futhi bedlula phakathi kwamachaphozi lamagusu behamba besiya edolobheni inhliziyo zigcwele ngentokozo babakwazi lapho lezo nkanyezi zavilenyile phakathi lapho futhi lokhu lezazi zenkanyezi zithi lamuhla nxa singakwenza sibili lezo nkanyezi zingabuya kuleyo ndawo njalo wakusenza inkanyezi eyodwa kusukela lapho ababeme khona bekhangele kodwa kwakumele babe bemile kuyona leyo ndawo ukuze bayibone. Amen, amen. Kuya ngalapho ome khona kuya ngalokho okukhangeleyo. Yebo, ngakho bayibona futhi bayilandela futhi babeqondile khona emzileni kungelandaba lalapho ababekhona yayiqondane labo yayibakhokhela bona. Yiyo indlela okufanele ufake yonke imibhalo emzileni yonke into khona-ke uhlale kulowo mzila kanye le mibhalo yiyo indlela kuphela iza kukhokhelela kuye impela kuzakwenza. Manje nanzelela nanzo zisiza zimemeza kungaphi yena ozelwe eyinkosi yabajuda phakathi ejerusalema inkanyezi yabakhokhelela khona kanye khonale khona kanye esigodlweni senhlanganiso yesonto kodwa lapho bephendukele eceleni kuye inkanyezi yabachiya phakathi kwedolobho bahamba besenyuka besehla esitaladeni babecabanga ukuthi idolobho lizabe lithwele ngentokozo kankulunkulu besenyuka besehla esitaladeni ngentokozo behamba beklabalala ungaphi yena ozelwe eyinkosi yabajuda sibone inkanyezi yakhe lapho sisempumalanga futhi sibuye ukuzomkhonza. Kumbulani inkanyezi bahamba beqonde entshonalanga babesempumalanga entshonalanga ikhokhela belokhu beqhubeka sikhokhelele kubona ngoqobo babe awu iBhabhiloni le-India zisempumalanga wePalestina sengathi iningizimu yempumalanga futhi babesiya beqonde entshonalanga ukukhokhela kuqonda entshonalanga liyayazi ingoma lokhu kuqhubeka sihole kulokho kukhanya okupheleleyo bona zona izazi zazisiza entshonalanga besuka empumalanga besiya entshonalanga futhi bayibona leyo nkanyezi manje nxa babesentshonalanga bekhangele emuva abazange bayibone bona zona lapho sezifikile khonale yabakhokhelela kanye khonale yasibachiya futhi bacabanga nansi lapha inkanyezi isisukile ngakho nansi lapha sisedolobheni ngakho minabo zona zathi wonke umuntu uyahlabela nje lokuthokoza inkazimulo kaNkulunkulu esilumathise yonke into ngakho sesilapha siyakwazi ukuthi okwethu siyakwazi ukuthi impumela yethu lapho besikhangele iqhubu akula omunye akula mkhulu owayengeza phezulu lapho futhi azidonsele lezo zinkanyezi ndawonye futhi siyazi lapho leyo lapho lezo zinkanyezi zisiza ulowo mzimba wasezulwini yiso isikhathi uMesiya ayabe esemhlabeni uMesiya usemhlabeni futhi yonke iminyaka engamakhulu amaningi ziyedlula ixuku lazo njalo liyabona futhi-ke kulesipho esibuya emhlabeni. Nanzelela uMesiya usemhlabeni lapho lelo qhulu lezinkanyezi lisibandawonye futhi babakwazi ukuthi ayekhona ngakho bahamba esigodlweni senkolo futhi baqala ukuhamba besithi besenyuka besehla esitaladeni bahamba lawa makamela ungaphi yena ungaphi yena ungaphi yena ozelwe eyinkosi yabajuda sabona inkanyezi yakhe empumalanga ulapha kwenye indawo ungaphi yena ungaphi yena ungaphi yena isigcono bani Why are you priest on cool? What? Why am I have a day? Go in. Oh, would you buy or in a baffo? Man, then I came. Abad Julisa Malaulo. Bona, is it on nobody? Yes, Wempumela Abu. Yes, I ensi. Amanda Rankulunkulu. Babona inkanyezi yakhe futhi abeyizazi bekhaliphile babesenkundleni yesayensi yezenkolo futhi babakwazi lapho lezo inkanyezi sezifike lapho uMesiya waye kwenye indawo futhi lapha indawo eyayifanele ibe kwazi yayingazili utho ngakho ingacabanga abantwana bama esitaladeni bathi Ha, kangelani lokho. Ha, lelo liqembu labadlulisa amalawulo. Balaleleni besithi ungaphi yena ozelwe eyinkosi yabajuda. Kabakwazi ukuthi uHerod uyinkosi phansi lapha. Abamazi uBishop Sibani. Oh, minabo. Ungaphi yena ozelwe eyinkosi yabajuda. Sibone inkanyezi yakhe empumalanga. Bathi, "Wozani lapha." Lonke linazazi lapha abalapha ozani lapha lonke iyabona yini loba yipi inkanyezi loba ngapi oh ngangikaze ngibone loba yipi into enjengaleyo lonke linazazi zenkanyezi beyani lapha lonke libonile yini loba yipi inkanyezi loba ngapi hachi hachi Ike labona yini loba yipi into engazathi isibonakaliso esiyimfihlo hathi kasiboni lutho olunjengalolo hathi kasiboni okwakhathesi futhi into efanayo ababoni lutho abenelisi ukukubona basibizeni abafundisi lithini ngakho linalonto Hachi, rasi zange sibone inkanyezi. Hawu, lithini inabakho, elithina isikhathi, kanje lapha, emdulwini, likhangela izinkanyezi, liyazi, liyazi icubu lonke, elikhona emazulwini, liyazi yonke inkanyezi, like labona ulutho, hachi, basibonanga lutho, kodwa yayikhona, tumbo kuNkulunkulu, oh, minabo, aliyiboni yona, ikhona kathesi, Uthi abayiboni yona uyaqhubekela phambili bona lapho akubo futhi abayiboni hachi asibonanga lutho oh ngihambe khonale angibonanga lutho sibili kawenelisi uyisipofu sibili nje ngakusikho kwenu ukuthi likubone bona nga uyisipofu bangako ngani sibili awusoze ukubone khona ukulabo nje uNkulunkulu aza kubambulela khona yibo labo abayibonayo uhlezi kungaleyo ndlela sibili wakunoa wayebona izulu phezulu ezibhakabhakeni yazi kodwa abanye babo bonke babengenelisi bona babengaboni izulu phezulu le kodwa uNoa walibona kwaku Abraham owabona uSara ebambe ingane njalo hathi abahleka usulu abathi yise wezizwe bangaki abantwana osulabo khathesi ukuthi sasingehla njani phansi eBhayibhelini izazi labaprofeti indlela yonke ukholo ibufakazi bezinto ezingabonwayo bayakwazi ukuthi ilizwi la kukhuluma khona futhi nanko Ulapho nampu ubufakazi bakho bayabubona manje nanzelela oh inabo izazi zethu kaziboni leyo nkanyezi akulalutho kuyo bani bona sibili lapho bekhangele futhi bangena phakathi leqembu elinjalo inkanyezi yaphuma into efanayo lamuhla yikho okucitsha ukukhanya okuneni njalo ikuqutshaniswa leqembu elinjengalelo lelo elingakukholwayo la kanjalo kwasekuqaleni futhi siza kuba njani lolo kumanyana kwamabandla sizahamba njani ndawonye ngaphandle sivumelane kunjani ubudlelwano balokhu lapha umhlaba wonke wonke amabandla amabandla amanyeneyo omhlaba sizamanyana njani ndawonye lapho sizigidi zamamayila ukwahlukana bona sizakwenza njani abavangeli kanye lathi lalokhu 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 lakho konke ndawonye futhi kukanti sibambane ndawonye kanye leqembu elinjalo lokubola uNkulunkulu uthatha umfazi omsulwa ongcwele ongangcweliswanga ohlala lelizwi lakhe kulungile isigcono sikaJesu ngenxa yelizwi futhi ke sizakuma omzuzu nje uJesu wagconwa ngenxa yelizwi khangelani lapha wayengamela kanjani isigcono lapho wayenguNkulunkulu uNkulunkulu enyameni waye enguNkulunkulu ngokwakhe enziwe waba yinyama manje liyakwazi iBhayibheli lacho njalo sambamba yena imbilosi zambona cabanga ngalokho nje ngiyakholwa uTimothy ukubeka ngento enjengalokhu bona ukuthi kungela ukuphikisana inkulu imfihlakalo yobuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni wabonwa zingilosi ingilosi zazisekuzalweni kwakhe ukuthi ingilosi zakhangela kanjani phansi futhi zathokoza apho zikhangela phansi emkolweni futhi zabona uNkulunkulu enyameni amen akumangalisi zaqala ukumemeza lamuhla edolobheni likaDavida kuzelwe uKristu umsindisi ingilosi zathokoza futhi zadonsa impiko zazo ezinkulu ndawonye futhi asezintabeni zaseJudiya zahlabela duma kuNkulunkulu weli phezulu ukuthula emhlabeni lentando enhle ebantwini sabona ilizwi likaNkulunkulu ukuthi zalikhangela lona ukulibona libonakalisiwe futhi nanto lona manje uSathane kazange akukhole lokhu yazi wathi uba wena uyi ingilosi yathi uyikho yiwo umahluko nxa wena uyi yenza okuthilethile ake sikubone wena ukwenza kodwa ingilosi yathi ukhona lapho izazi le science yazo yenkolo zathi ukhona lapho amen yiso isizathu abagebhi bembali lezinto zonke lamuhla bayagebha lezi zinto ezaprofethwayo iminyaka emilutshwane edluleyo okwakuza gcwaliseka futhi nampa belapha begebha abazange ngitsho ba akula mbali eyake yathi uPontius Pilato wake waba semhlabeni belikwazi lokho na abanye benu bantwana besikolo ngitshelani lapho okukhona embalini okwathi kuloPontius Pilato 40 abangakholwayo bayakuhleka usulu 40 bakweyise bathi akukaze kube lo mbusi weRoma owayebizwa ngokuthi uPontius Pilato kodwa phose amaviki ayisithupha edluleyo bagebha ilitshe lengonzi uPontius Pilato umbosi minabo umpedo onjalo bathi akukaze kube lo Ramses embalini uRamses phezu kweGibhithe kodwa bagebha ilitshe abembi bembali uRamses owesibili nanzelelani futhi bathi leyo miduli kayizange iwele phansi abembi bembali babegebha futhi into yakuqala liyazi bagebha besehla phansi lapho imiduli eyawela khona eJericho liyazi lapho icilongo likhala bathi leyo kwakuyinganekwane nje ingoma omnye umuntu ayitshoyo eyahlatshelwa emuva le yebo umhlekusulu utsho njalo leyo kwakuyinganekwane nje kwakungelanto enjalo njengemiduli isiwa loJoshua evuthela upondo futhi egijima emidulwini futhi behla phansi akuzange kube lento enjalo futhi omunye umKristu omkhulu owemba okwembali waqhubeka egebha ngoba ayekwazi kwakufanele kube njalo wagebha amafidi angamathumi amathathu lokunye ngaphansi lapho okunye kwakhona konke okwakukhona wakule miduli ibuthelelwe omunye phezu omunye njengalokho nje ilizwi elakutshoyo bathi kwakungela nto enjengodavida edlala icaco lakhe icaco lentambo ngoba umyuziki wentambo wawungaziwa kwaze kwaba likhulu letshumi lanhlanu bathi kwakungazake kube lento enjalo amakristu abemba okwembali bagebha phansi egibhithe iminyaka eyizinkulungwane ezine ezedluleyo babe lamacaco entambo ameni oh minabo bathi abantwana bamahebheru besenza wona amatshe lezinto njengalokhu ngemihlanga kwakungela nto enjengaleyo abembi bembali baya ekugebheni lapho kuyini abakutholayo leyo yisayensi kuyini abakutholayo imiduli yedolobho amahebheru ayakhayo isendlalelo sakuqala samatshe kwakuyimihlanga emide eyesibili yaganyulwa eziqeni ezincinyane zeziqinti futhi eyesithathu yayingela mihlanga kukho lakancane oh minabo izizwe ziyehlukana u-Israyeli uyaphaphama izibonakaliso lezo abaprofethi abazitsho ngaphambili yebo mnumzana konke sekulethwe khona kithi mfowethu dadewethu ngani kunjalo eminyakeni yokucina emilutshwane edluleyo umhlaba wamabhayisikopo wawungakaze wenze lokho okwenzileyo kuscreen kubuya indaba yemithetho elithumi ngosisiwe D. Melis kuscreen kubuya impilo kajesu kristu oben ha kuscreen kubuya umgoli wenhlanzi omkhulu ukuphendulwa kukapetro futhi le midlalo yonke leyi yezenkolo leyo amabhayisikopo abayalileyo futhi bayingcolisa futhi bayiphosela khatshana kodwa unkulunkulu emandleni akhe amakhulu wakumemeza ngokufanayo nje khona khathesi lezo zinto ezatshiwoyo iminyaka emilutshwana edluleyo edubekayo incebu encinyane ethobekileyo ngokwami kankulunkulu ngathi kulokukhanya okwamayo futhi wakhuluma lami futhi wangitshela izinto zokwenza abantu bahleka futhi bathi ungathi usephambene kancinyane ekhanda kulo mfanekiso wakho isayensi yakuthatha kukhona kuliqiniso ngathi owesifazana kulethunzi lokufa bathi njengethunzi manje lokho ngumbhedo uyazenzela lokho nje engqondweni yakhe nanko umfanekiso wakho uNkulunkulu uzakwenza amadwala amemeze uyenelisa ukwenza lokho akufunayo uJesu isikhono ngelizwi indodana engcwele kaNkulunkulu imi lapho uEmanyweli uyisigcono esinganani yeka isoni esingakholwayo simbophe sikhafulele ebusweni bakhe futhi sisiphune indevu ezigcwala isandla futhi simenze enze ulutho mayelana ngakho isigcono ngelizwi ah yini okugcwalisa ilizwi likababa oh kodwa khumbula ufanele amele isigcono sokufa onkulunkulu ongafiyo futhi yena kuphela owayengafa usindisa isoni akula omunye njalo akula muntu wesibili kumbe umuntu wesithathu owayengakwenza unkulunkulu ngokwakhe nguye kuphela ongakwenza futhi nawo elapha wathi akula muntu owenyukela phezulu kodwa yena owehla phansi loba indodana yomuntu esezulwini khathesi amen bona bathi obaba bethu badla imana enkangala futhi bafile bathi futhi utsho ukuthi uyisinkwa sokuphila wathi engakabi khona u-Abrahama nginguye ngiyisinkwa sokuphila nginguye enginguye bathi awukabi le minyaka engamathumi amahlanu ukudala uthi wena uthi wabona u-Abrahama wathi engakabi khona u-Abrahama ninguye futhi-ke ayeke izoni zimbophe ibandla lenhlanganiso yesonto limbophe Iya kumbula osuwini lokuthina leli bandla elinothileyo lelawudikeya wamqotshela phandle loba kunjalo ebandleni yabona apho okukhona manje yabona kungani ngimemeza ngimelana lalolo hlelo kungani uJesu wavumela izoni zimbophe wakuyikugcwalisa ilizwi ukuletha isithono kuNkulunkulu esifa uNkulunkulu kwakumele afe wakumele abe yinyama ukuze afe futhi uJesu ayekwazi lokho abatshela ngakho wathi ngilizani leli tempeli futhi ngizalivusa njalo hathi omunye umuntu elivusa ngizalivusa ensukwini ezintathu ngizalileta njalo futhi lina litilizeni mina ngizalivusa njengoJona esesiswini sensika bathiye okwensuku ezintathu lobusuku kanjalo kumele indodana yomuntu ibe senhlizweni yomhlaba futhi abazange bakuzwisise bona isigcono ngelizwi wayeyiso manje wahlekwa usulu kwaze kwaba sekufeni ukuze avuke njalo ekuphileni okulaphakade wakufanele aqale abulawe ukuze avukele ekuphileni okulaphakade futhi alethe njalo wonke omunye umuntu owayesesimweni sakhe ekuphileni okulaphakade lowo ongakwamukela bona waba ngumuntu waba isihlobo esimhleli futhi wawumele amele isigcono sakho konke ukuhlekwa usulu futhi konke ukuhlekwa usulu njengalokho inceku zakhe ezakwenzayo phambi kwakhe njengoMose njengoNoa njengoba bonke bamelana lokuhlekwa lokho wakufanele akumele ukuhlekwa usulu ngani wayelelizwi futhi wayelilizwi yiso isizathu wamhleka usulu okwedlula loba nini wayenguNkulunkulu futhi lelizwi ngokwalo haleluya yikho lokho okwamenzayo uJesu wathi lina bazenzisi wathi yakha amathuna abaprofeti futhi yini lina elababeka phakathi lapho babuya lelizwi likaNkulunkulu futhi alizange libakholwe ilecala ngamunye lamunye wabo eFinix uNkulunkulu ethanda achaya ilizwi ngolunye usuku izakwethesa icala lezi sizukulwane ngokulala uJesu Kristu ukumbethela ngakutsha izaletha isetheso secala bambi kwenhlanganiso yabachumayeli uNkulunkulu ethanda balecala ngegazi likaJesu Kristu ngokumbethela kakutsha yebo mnumzana yethesa icala bonke uPetro wabethesa icala ngosuku lwePentecost wathi mina ezandla ezimbi ibethele inkosana yokuphila lo nguNkulunkulu amvusayo ingabafakazi aletha isetheso secala ngizathatha ilizwi likaNkulunkulu ngethese icala inhlanganiso yesonto yonke ekhona lomuntu wonke ebusweni bomhlaba olecala ngegazi likaJesu Kristu uNkulunkulu angisize ibe ligqwetha lakhe ngalolo suku amen yebo oh abahlebusulu benza inhlekisa ngaye bamgcona wahlala kanye lakho amen oh hangelani lokho akwenzayo wayeyindodana kaNkulunkulu wahlupheka ukufa ukuze abeke isono ekufeni wayefanele akwenze lokho yiyo indlela kuphela esasingabekwa ngaso ekufeni futhi wenza lokhu futhi akumela ngoba abanye bonke bakwenza ngoba bonke babo emuva lapho babelelizwi likaNkulunkulu ngesilinganiso esincane ngoba uJesu watsho njalo ilizwi lenkosi leza kubaprofeti futhi uphi omnye wabo wathi lowo oyihlo inkolo yenu ehleliweyo abangazange bayikhande ngamatshe lokuyibulala ngubi omunye wabo owemukela abaprofeti konake beselisakha amangcwaba abo emva kokuba sebengasekho wathi lilecala lokubabeka phakathi lapho khonani wasebanika umfanekiso ngesivini esaqhatshiswayo futhi izisebenzi zabuya abaziphathanga kuhle khona-ke ekucineni wasesithi manje izabulala indodana ngoba uyindlalifa bona oh bazonda lapho bebona lokho bona kodwa wakufanele amele isigcono futhi lapha ubotshiwe ngokwakhe ekhokhelwe ekufeni ukuze abulawe ukubuyisela impilo elaphakade dumo kunkulunkulu oh ngimthanda omnganani ukubuyisela impilo elaphakade futhi avuse yonke indodana kankulunkulu phansi esikhathini lokho kwama lalelo lizwi futhi wathatha isigcono kunjalo nxa wayengazange abuye uNowa wayengeke avuke nxa wayengazange abuye u-Elija wayengasoze aphenduke nxa wayengazange abuye uNowa wayengasoke avuke nxa yena wayengenelisi nxa wayengazange abuye ngoba wayeyilelo wudlu elimiselwe ngaphambili elabuya ukuzothatha isigcono phezu kwalo futhi life ukufa kwelizwi lonke likankulunkulu elakhulunywayo futhi lalawa madoda alungileyo alimelayo kwakufanele abe njalo kakula omunye umuntu owayengakwenza unkulunkulu ngokwakhe futhi wabuya futhi wathatha indawo ukuze ahlenge njalo anikeze impilo elaphakade kuyo yonke indodana kankulunkulu leyo eyamela ilizwi elifanayo futhi ihlupheke ngesigcono yonke indodana kankulunkulu usehla esikhathini leyo eyayiza mela isigcono wakungela owayengamhlenga kodwa ngokholo wabona lowo mhlengi esiza Jobe wambona uJobe wema emuva le uthi bathi oh uyisoni sensitha uNkulunkulu ukuphatha kubi nje ngoba uyisoni sensitha wathi yazi umhlengi wami uyaphila ensukwini zokucina uzakuma emhlabeni loba impethu zenyama zichitha umzimba lowo loba kunjalo enyameni yami ngizabona uNkulunkulu ungakhe wathi kungani ungamthuli futhi ufe wathi ukhangeleka njengesidubeki esihawulayo wathi ukhuluma njengomfazi oyisiwula ameni wayelapho-ke yazi uyaphila futhi uza kuma osukwini lokucina nxa uJesu engazange abuye uJobe wayengasoke ahlengwe ngoba wayeliwundlu elabulawayo kusukela ekusekelweni komhlaba wayeyazi indawo yakhe wayesazi isikhundla sakhe yiso isizathu uMariya waqaphela leso sikhundla lolo suku ngesikhathi ephuma phakathi kwalapho wathi nxa ngi-aluba ubulapha umne wethu ubengasoke afe wathi umne wenu uzavuka njalo wathi yebo nkosi ekuvukeni wayengumfana olungileyo uJesu wathi kodwa ngilokho kuvuka uyakukholwa lokhu na wathi yebo nkosi ngiyakholwa ukuthi uyindodana kankulunkulu leyo eyayiza kuza emhlabeni wathi limngcwabe ngaphi oh nankoke wakuqaphela owesifazana lowo omncinyane wayengatsho lokho wayelabodeveli abayisikhombisa abakhutshwa kuye wayewazi amandla kankulunkulu lokho kwakungakhupha ukuzigqaja nokukhathazeka layo yonke into khatshana laye okwakungathatha lokho okuncinyane umoya wobumina wesikolo saphezulu phakathi kwakhe futhi kumenze isidalwa esitsha wakhupha odeveli abayisikhombisa labo bafazi babekwazi lokho ayeyikho labo abamamukelayo bayakwazi lokho angabenzela khona kanjalo bayakwenza lamuhla labo wamukele nje yiyo into elandelayo nango elapho wakutsho lokho futhi waliyakwazi lokho okwathatha indawo o bonke labo abayohluphekela ilizwi elifanayo wafela leyo mbangela. Waye nguye yedwa kuphela owayengafa ukukwenza, ngoba wayelilizwi elizwi libonakalisiwe. Bonke abanye babe leziqephu ezincane, kodwa lapha kwakulokugcwala kukaNkulunkulu kuye. Okufanayo uyikho lamuhla, amaHebheru 13:8, uJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla lanini nini. Lalelani, sengivala ngempela, ngizakwenza kumele ngikwenze nje, sengedlulise isikhathi. Ngazange abhale ibala elilodwa wakwenza na? Ngazange abhale ibala ani aye ilizwi waye yini amazwi aye bhaliwe waye yikubonakaliswa kwalelo lizwi dumo. Manje sengisizwa kahle, waye eyilizwi kwakungadingakali ukuthi abhale ulutho. Waye eyilizwi leli lizwi elilotshiweyo labonakaliswa duma kuNkulunkulu, ungofanayo lamuhla izolo lamuhla lanini nini. Oyilizwi elizwi libonakalisiwe. Wena uthi kunjalo na Mfowethu Branham, khangela uJehova esima emuva lapho futhi aphephethe umkhandlo phetsheya kwamagagasi njengalaphaya, futhi enze indlela ukuthi u-Israyeli ahambe kuyo. Khangela uJehova enyameni esithi okuthula akube khona lapho amagagasi etshaya ukhunji esiphephethweni, futhi udeveli ekhotha kuyonke into njengalokho wathi ukuthula makube khona, futhi wamlalela imimoya lakonke waye nguJehova. Amen. Lowo Jehova owaye ngama phetsheya futhi afafaze amathonzi amazolo amalutshwana kanje ayekele awele emhlabathini, futhi enziwe isinkwa ukupha abantu ukudla wema, futhi wathatha inhlanzi ezinhlanu kumbe amabhisikiti amahlanu lenhlanzi ezimbili, futhi wapha ukudla inkulungwane ezinhlanu. Waye yilizwi. Amen. Amen. Uyelizwi futhi uzahlala eyilizwi, futhi mina lendlu yami siza kukhonza ilizwi. Oh, ngifuna ukubona, ngifuna ukukhangela ebusweni bakhe lapho ngihlabele nini lanini okomusa wakhe osindisayo ezitaladeni zenkazimulo. Mangiphakamise ilizwi lami lapho inkathazo zonke sezedlule, sesifike ekhaya ngijabule nini lanini. Oh, ninabo yebo, bala isigcono selizwi, kulesigcono esihamba kanye lelizwi, dala uqondile kanye lelizwi, futhi uthwale isigcono. Asikhulekeni. Jesu, njengobunye ubusuku Nkosi akhala. Oh Jesu, uyini ongafuna ukuthi ngikwenze? Uyini engingakwenza Nkosi? Ngibona lezi izinto futhi sazi ihola esiliphilayo. Uyini engingakwenza Nkosi? Uyini engingakwenza? Ngiyakhulekela ibandla lami elincinyane lapha Nkosi. Ngicabanga ngenyoni ezincinyane embonweni, izinto ezazikhona lezinye inyoni ezaziyizinto ezinkulu, kodwa kwakulezigaba ezintathu zazo Nkosi. Kodwa lapho lezo ngilosi zingena kwakungela nyoni eziseleyo. Izithunywa ezincinyane zazimangalisa Nkosi, kodwa ngiyakholwa ukuthi kulenye into elungiselela nje ukuthatha indawo. Kakube njalo Nkosi, sibumbe futhi usenze ngokwendlela yakho. Siludaka, wena ungumbumbi ngalolu suku olwandulela iKhisimusi Nkosi. Siyathokoza ngesipho sikaNkulunkulu, woNkulunkulu esipha loba lokhu kungokunye njengalapho sikholwa enhliziyweni zethu, okunye kwezezinkolo zamahedeni zosuku abazame ukulubumba futhi belwenze lube njenge masi, imasi ka Kristu. Kodwa asibuyi ngaleyo ndlela ka Santa Claus nezihlahla zekhisimusi lokucekisiweyo, kodwa sibuya ebizweni lenkosi uJesu ukukhonza uNkulunkulu wezulwini, lo owenzwa waba senyameni inyama njengathi, futhi wahlala phakathi kwethu okusihlenga, futhi wahlupheka ngesigcono sebizo, wahlupheka ngesigcono sesiphambano ukuvumela inhlangano yomhlaba ibulale uEmmanuel ukuze asilethe empilweni elaphakade. Singobani thina Nkosi, singobani thina ukuthi sibalekele loba yisiphi isigcono? uNkulunkulu, senze amasotsha aqinileyo. Ngiyanikela amazwi lawa kuwe Baba, angabe ephukile, ediniwe, ekhathele, njengoba ninjalo, kodwa Baba, gana umvuzo abantu laba ngokuhlala lokulalela. Futhi makuthi amandla avusa inkosi yethu, futhi amisa kithi lapha okomsindisi ensukwini lezi zokugcina, makuphilise umoya wonke phakathi lapha Nkosi ekusondeleni kokubuya kwenkosi uJesu. Makube njalo Baba, silisa abagulayo, abahluphekileyo, abaphakathi kwethu, opha abalenhliziyo ezaphukileyo Nkosi, sidlule kokuningi. Inhliziyo yami ilamanxeba amaningi kiyo Nkosi, avela empini ezinzima, iliqhawe lakudala. Ngisize Nkosi, ngifuna usizo lwakho. Mhlawumbe ukufundela konke lokhu bekungokwesizathu, ngiyathemba bekunjalo Nkosi. Ngisize uNkulunkulu futhi osize ibandla leli, futhi osibusise ndawonye, busisa abantwana abancinyane, ngicabanga abaningi lamuhla, abancinyane, abadubekayo, abancinyane abasoze bemukele ulutho phandle le. Futhi ngiyakhuleka ukuthi uza kuba labo, futhi ubasize, baphe impilo elaphakade Nkosi. Yiso esikhulu, yiso isipho sekhisimusi esisifunayo, impilo kaJesu Kristu ukuba ibuse lokulawula enhlizweni yami. Yikho lokho engikufunayo Nkosi. Sibusise ndawonye khathesi, siyanikela amazwi lawa kuwe. Maka wele loba ngaphi awela khona Nkosi, loba ngaphi lapho inhliziyo evuleke khona, makalethe isikhathi esikhulu sokusindiswa ebizweni likaJesu. Amen. Loba ngubani bangaki abamthandayo? Sijaheleni kungenani. Oh, ngiyamthanda, ngiyamthanda Nkosi. Ukuyini ongafuna ngikwenze? Ngingakhohlwa inkonzo kulobu busuku. Yakwazi ukuthi ikhisimusi ichoni khathesi. Oh, lesi isipho sami sekhisimusi leli yilelo lizwi Nkosi. Nga ngingazivumela nje, nga ngingazikhupha nje phandle kwendlela, ukuze kuthi ilizwi lakho ikutshengisele khona ngokwalo phandle lapha. Yiyo into enkulu kakhulu engazi ngayo. Manje ngicabanga ukuthi balezinto abafuna ukuzinika abantwana. Manje ngizabuyisela inkonzo njalo kumfowethu Neville. uNkulunkulu alibusise mfowethu Neville.